Inkosi kubusise mfowethu Nevi. Ngiyathaba kakhulu ukuba sebandleni lamhla ebusuku. Ngiche nje ilizwi kancane. Bekungani ngumbiko omude lamhla ekuseni. Futhi ngiyathaba sibi. Bekulapha khona. Loba futhi ngikholisile wona mina ngokwami. Ngiwethula wona. Futhi ngilethemba likholisile ukulalela wona. Lingakhohlwa manje. Lihlale likhumbula lokho ukuthi lezi yizo izinto ezakha inceku kaKristu. Bona ukukholwa kuqala kulandela amandla. Futhi manje khumbula umoya ongcwele angeke asibekele isakhiwo sikaNkulunkulu kuze kuthi lezi izinto zisebenze ngomoya. Loba kuyini okwenzayo? Bona lezo izinto ezakha umzimba kaKristu. Ubona izinto lezo. Manje lingakukhohlwa lokho ukuthi lokho lapha ngokokuqala ikukholwa kwakho. Amandla, ulwazi futhi lokunye kumele kwengezwe kukho kuze kuthi isimo esipheleleyo sikaKristu senziwe sibonakala. Ngakho uMoya Ongcwele abuye phezu kwakho futhi akuphawule njengomzimba munye. Izinto lezi kumele zibe njalo. Ngakho ke uJesu wathi ngezithelo zabo bayaziwa. Bona isithelo. Awungeke uthele isithelo ungela lezi izinto zokuthela khona kuwe. Futhi ke nxa lokho kuthatha indawo yomhlaba lokungesaba uNkulunkulu lokunjalo. Ngakho ke wonke ukungakholwa kulahlelwe phandle. Ngakho ke zonke izinto zomhlaba zedlule. Ngakho ke kakusela okunye kodwa isidalwa esitsha kuKristu. Futhi ke uEfesu 4:30 uthi ungamdabukisi umoya ongcwele kaNkulunkulu ophawulwe ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwakho. Uphawulwe embusweni kaNkulunkulu. Manje lingakukhohlwa lokho, likugcine engqondweni kathesi. Kuthatha lezi zinto kuqala. Ngakho ukuphawula ngumoya ongcwele isisibekele esiphawulela thina emzimbeni. Kulungile. Sile sicelo kathesi sikadadewethu Lihle owechikako umkakhe ubesengozini yemoto futhi ulele nje useduze lokufa. Udadewethu Lihle lo Edith Wright, udadewethu omncane lapha esimaziyo okwesikhathi eside, yena uphatheke kakhulu, uphatheke kubi kakhulu ekhaya lakhe kulobu busuku. Futhi bebefuna ukumemezela lokho ebandleni ukuze sonke sikhulekele isicelo lesi. Futhi manje ngasikhothamiseni amakhanda ethu okwesikhatshana nje. Baba wethu osezulwini, oligugu siyabuthana lapha ngokukho esihlaleni sikaNkulunkulu futhi sicela umusa kaNkulunkulu ngalezi zicelo. Umfowethu Little, ingozi yemoto uphosa ukufa, uNkulunkulu umsize makuthi umoya ongcwele ube seceleni kombheda wakhe njalo amlethe aphenduke kithi Nkosi. Lo Edith Wright omncane phansi lapha, ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi umoya ongcwele ube seceleni kombheda wakhe kulobu busuku futhi ubuyisele impila kahle yakhe njalo. Siphe khona baba, wena wethembisile izinto lezi futhi siyazikholwa zona. Futhi njengoba besicabanga ekuseni lamuhla ukuthi umango awutsho lutho kuwe, wena umkhulu nje wolunye uhlangothi lomhlaba njengoba unjalo lakolunye, ngoba wena undawo zonke somandla njalo awulamkhawulo. Futhi siyakhuleka baba ukuthi wena uzasipha lezi zicelo ngebizo likaJesu Kristu. Amen. Ngiyathaba kakhulu ukuba la ebusuku lo njalo futhi ngiyakwazi ukuyachisa le yimihlangano emithathu elandelanayo. Futhi ngiyakwazi abanye benu lilamamayila angamakhulu amahlanu ngokuchayela phakathi kwakathesi lekuseni. Futhi qala phambi kwakusasa ngile nkulungwane lamakhulu amane okuchayela emuva kwalokho. Ngakho ngithemba ukuthi bekuyisikhathi esihle senu kini lonke, ukuthi bekuyisikhathi esihle kimi sokulivakatshela. Kulento eyodwa kuphela esicelileyo. Abanenge babuyiselwe ngoba indawo kayenele. Angeke siminyanise kakhulu indawo zokuhamba. Ugatsha lwezomlilo abasoze bakumele lokho. Ngakho siyazama kathesi ukuthola ibandla elikhudlwana ukuze lapho siphakathi futhi sibe nendawo yokuhlalisa abantu. Futhi manje loba yisiphi isikhathi uhlezi usemukeleka lapho ethebhanekele lapho esingela sivuma nkolo ngaphandle kukaKristu kungelamlayo ngaphandle kothando asilabhuku ngaphandle kwebhayibhile. Futhi ngakho futhi umelusi wethu ngumfo wethu omaneve lapho futhi sile bandla lapha labantu abaningi ababuthanayo njengethebhaneke elingasohlanganiso lapha obuya lapha futhi ukhonze uNkulunkulu mayelana ngokutsho kwesazela sakho. Sihlala sijabula ukuba lani futhi ke libuye lapho lisenelisi. Sihlala sijabula ukulamukela futhi manje sikhathi esizayo ngokwazi kwami sokuba lani kuyilapho ibandla seliqediwe. Futhi ngifuna lapho ke ngemva kwezizukulwane zebandla lapho sifuna ukuya ke ezimpawini eziyisikhombisa zokucina futhi impawu zokucina eziyisikhombisa ebhukwini lesambulo ukufundisa lo. Futhi manje ezikhathini eziningi kakhulu lapho abagulayo labahluphekileyo bayabuya futhi phakathi kwalimhlangano lapho okudingakala khona imbuyo futhi bayabuya kungxoxisano eqhakathekileyo. Nga ngingena kulokho ngakho angitholi nje umahluko phakathi kwabo futhi hatshi kuyanzimela ukukhuluma ngemva kwalokho. Futhi lonke liyakwazi ukuthi emkhankasweni yethu yokusilisa ukuthi umnu Baxter kumbe omunye wejwayele ukuthumayela futhi ngiyaphuma ngizokhulekela abagulayo ngoba kunzima kancinyane futhi bengikholekela abanye abantu emzuzwaneni esedluleyo. Futhi ke ngihlanganele lomntwanyana lapha odokotela enye into emhlane wakhe uzelwe ngenye indlela ngiphuma ngikubonile kuhlezi lapho kukuplaster. Lo mntwana kasoze afa agokeka njengalokho uzasila qiniso kunjalo bona yiku ngiyakwazi lokho bona ileqiniso ngakho. Ngakho sifuna ukuba lokholo lwethu njalo sikholwe uNkulunkulu omunye lamunye wenu uthi abanengi beni kasazana bonke abafundisi lokunjalo. Nga ngingaphambanisana lo ngumfo wethu Chris yikho lokho na mfo wethu Chris ngifanele ukuxolisa kuwe ngokungafiki khonale lapho kulokho kubusiswa. Mhlawumbe ngizafika phezulu lapho okomhlangano wempela viki kungaba kuhle nje. Yikho lokho na khonale eBloomington wenza kuhle yini kuhle. Abanye abafo wethu lapha ngabafundisi ngiyacabangela ungumfundisi yebo numza inkosi kubusise futhi bangaka abafundisi abasakhiweni kasibone isandla sakho khawuke kuhle nje lokho. Siyathokoza ukuba lawe lapha siyathaba nje kakhulu uNkulunkulu ahlale elibusisa. Manje ukuze siphume ke masinyane abanye babo baya eGeorgia eTennessee eNew York yonke indawo kusukela kulobo busuku qala kulobo busuku. Manje lichayele liqaphele emgwaqweni nga ususiba lobutho ungafuna ukungena ehoteleni chayele uphumele eceleni komgwaqo futhi ulale uze iyo indlela engenza ngayo mina bona. Chayela nje uphumele eceleni futhi ula ungachayeli lapho ulobutho kuyinto embi futhi khumbula ngayisuwe umunye umchayeli okumele umqaphele bona uyakwazi ukuthi uyanga awukwazi ukuthi yena uyanga. Ngakho kumele uqaphele lo ndoda. Ngakho ke ube leqiniso ukuthi uvukile sonke isikhathi ukuze ukukhangelele khona. Ngathesi ngithanda ukubala kulobo busuku ingxenye yombhalo etholakala ebhukwini likaJohane ongcwele. Manje limbhalo emncane esiyibalayo njalo sikhombele kuyo isipha isisekelo salokho esizama ukukutsho. Futhi mihla yonke ngangizake lasikhathi sinye ekukhumbule lobanini ukuthi ngangikaze ngize kuphulpithi ukuzama ukukhuluma ulutho nje ngokuphongutsho. Ngihlezi ngizama ukulinda ngikhange ngifundisise ngithandaze ngize ngizwe ukuthi sengilento engasiza abantu. Nga ngingeke ngibe lusizo ngakho ke akudingeki ukuthi ngime lapha mina bona yiku ukuzama ukunceda. Futhi manje kulobu busuku kusobala ingxenye enkulu yexuku lethu ihambe phandle kusukela ekuseni balamuhla futhi bekumele bekhaya abaningi babo kodwa kulobu busuku ngilitshele ngathi nqa lisele sizazama ukuba nje lemizuzu engamachuma amane lanhlanu obukhuluma ngento engicabanga ukuthi izasinceda thina futhi siza sekela lokho manje kuJohane ongcwele isahluko 16 futhi siqala pho seku verse 7 yesahluko 16 futhi sibale size sifike ku verse 15 kodwa ngilitshela iqiniso kulungele lina ukuba ngihambe ngoba nqa ngingahambi umduduzi ngayikuza kini kodwa nqa ngihamba ngizathuma kini futhi lapho esebuyile uzakhuza umhlaba ngesono futhi lokulunga futhi lokwahlulela ngesono ngoba bengakholwanga yimi ngokulunga ngoba ngiyakuba futhi lina ngaliyikungibona ngokwahlulela ngoba umbusi walumhlaba wahlulelwe ngilezinto ezinene engingazitsho kini kodwa angeke lizizwe kathesi kodwa-ke lapho yena umoya weqiniso esefikile uzaliholela eqinisweni lonke ngoba kayikuzikhulumela ngokwakhe kodwa lokhu akuzwayo uzakhuluma futhi uya kulitshengisa izinto ezizayo ngoba uya kungikhazimulisa ngoba uzemukela kokwami futhi alitshengise khona zonke izinto ubaba alazo ngezami ngakho-ke ngithe mina ukuthi uya kuthatha okwami futhi alitshengise khona manje kuli vesi u-13 kodwa-ke lapho umoya weqiniso esebuyile wona uzaliholela kulo lonke iqiniso lapho umoya weqiniso usubuyile wona uzaliholela eqinisweni lonke kuyini iqiniso yilizwi ngoba yena uzakhuluma yena kayikukhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo yena uzakukhuluma akuzwayo yena uzakukhuluma ngamanye amazwi kuzakuba nguye yena lo ozembula yona into yabo futhi isahluko 4 samaHebheru iBhayibheli lathi ilizwi likaNkulunkulu libukhali lilamandla kakhulu kule nkemba esika nhlangothi zombili lidalula imicabango yengqondo inhliziyo bon yena akuzwayo uyakukhuluma yena futhi alitshengise yena izinto ezizayo uyabona kuyini okuzenza lokho umoya ongcwele lo ozakuza ebizweni lenkosi uJesu futhi ngizathanda ukuthatha limzuzu emlutshwane ukuthi likhangele ibala hola umkhole uyakwazi ngike ngihamba lesenzakalo esithile sibile kuswini umholi lo okutshengisa indawo kumele ube lo mholi lapho ungakwazi oyakhona futhi ngijayelene lokuzingela futhi lo mhlaba jikelele ngike ngaba lethuba lokuhlangana labaholi futhi lami ngingumholi ngokwami eColorado ngoba ngokwazi ilizwe ngifuya inkomo lokunjalo ngingahola eColorado manje umholi kumele akwazi indlela kumele abekwazi lapho aya khona lokuthi wenza lokuthi uya kunakakela njani emgwaqweni bona kumele abone ukuthi ngawulahleki umholi ngumuntu okhethiweyo uhulumende uyakhetha lindoda nxa ingumholi futhi manje ekuhambeni uhambo ekuswini lapho mhlawumbe ongejayelanga ukuya khona akusinto enhle ukuhamba ungelayo ngeqiniso ezinye indawo awungeke uhambe ungela lo isibonelo eCanada umholi kumele asayine ilayisensi yakho kumgcini wenyamazana kumele azisayinele kuyo futhi ulomlando ngawo nxa kukhona okwenzakalayo kuumlando wakhe kumele akunakakele wena kumele abone ukuthi ngawulahleki kumele abe leqiniso ukuthi ngakuhambisi lapho ongeke ubeyazi indlela yokuphenduka futhi nxa ulahleka ufuze akwazi indawo kakhulukazi okokuthi uyenelisa ukukuthola loba nje siphi isikhathi kumele abezazi zonke lezi izinto kungesilokhu angeke abe ngumholi angeke abe nelayisensi yokuba ngumholi okwezinto lezi kwesinye isikhathi kumele ucele ilanga ufone kuqala njalo wenze amalungiselelo ubhuke ukuba ukhitshwe phandle futhi nxa okwesinye isikhathi nxa egcwele futhi angeke akuthathe kumele ume okwesikhatshana okomholi wemhlabeni awusoze wenza njalo ngomholi kankulunkulu yena uhlezi elungele uhlezi elungele manje nxa ungawenzi lawo amalungiselelo futhi cabanga ukuthatha uhambo eguswini lapho ongakaze uye khona ungagcina ulahleka njalo ubhubhe ulethu baphose elilodwa ekhulwini lokuphuma eguswini lokho kuyikuthi nxa kungaminyana kakhulu ungaba lethuba elilodwa ekhulwini lokuziphumela wedwa kodwa nxa kuligusi elibi kakhulu emuva le awulangitsho ithuba lokuphuma akula ngenye indlela yokukwenza khona ngoba uyazithola usujimile futhi usuphelelwe ngakho ke usuphelile manje futhi uyabhubha nxa ungela mholi oyaziyo indaba nokwaziyo ukuthi uyaphenduka njani abaningi benu lijwayelene la mazwi elawabala umnyaka odluleyo eTucson, Arizona lawo ma-Boy Scouts ngokunjalo babefundisiwe ukwazi ukuthi bazinakakele njani babengamavulandlela futhi babe ngayisiwo ama-Cub Scouts babengamavulandlela apheleleyo futhi bathatha uhambo phezulu ezintabeni futhi kwabuya isiphepho sonqoqwane imvelo yaguqula indawo yayo futhi sebethole ukuthi sebelahlekile futhi bonke babo babhubha kungenxa yokuthi babe okunye inguquko ibuya isuka ekwenzeni kwenjwayelo babengakwazi ukuthi baphume njani bona futhi ngiyakhohlwa ukuthi ngabangaki abafana ababelapha abafayo entabeni loba babe lama-helikophutha futhi lebutho liphumile njalo labavikela isizwe futhi labazinikele ukuncedisa lakho konke kodwa balahleka akula okwaziyo ukuthi babengaphi futhi babengeke bazinakakele bonke babhubhela kungqoqwane ngoba babengakwazi ukuthi kumbe babesiye empumalanga enyakatho entshonalanga kumbe eningizimu phansi kumbe phezulu kumbe ukuthi khona kwakunjani konke kwakhangeleka kufanana manje umholi uyakwazi lapho akhona kungelani lo mumo womkhathi uhlomele ukwenza lokho uyakwazi akwenzayo wejwayelane lakho konke uyakwazi ukuthi konke kukhangele kanjani ngakho engaba nje emnyameni futhi ezwe into ethile isibonele nanti iqinga elidala kumholi uyakwazi nxa ungabona inkanyezi loba ngubani engakutshela uqonda iphi indlela nxa ukhangela inkanyezi futhi uhlezi ufuna ukukhangela inkanyezi yeqiniso eyodwa kule nkanyezi eyodwa yeqiniso futhi leyo inkanyezi yenyakatho bona yona kuphela ima endaweni yinye lokho kumela uKristu ofanayo izolo lamhla laphakade abanye bengazulela khatshana kodwa yena uhlala efana amabandla engakudonsela eceleni kwendlela le kumbe amanye ekudonsele eceleni leya indlela kodwa hathi yena uhlezi efana ngakho ke kathesi nxa ungeke ubone liyinkanyezi yenyakatho njalo kulamayezi ngakho nxa unanzelela nxa kusemini njalo usulahlekile nxa ungakhangela izihlahla isihlahla sihlezi utshanyana obusabulembu busenyakatho eceleni kwesihlahla ngoba icele leningizimu lesihlahla lithola ilanga eliningi ukwedlula icele lenyakatho kodwa asithi kumnyama uthi kawuboni utshanyana obusabulembu nxa ungavala amehlo akho futhi uzame ukungacabangi lutho uvale amehlo akho futhi uthole isihlahla esile xolo elithelelayo bhodisa izandla zakho esihlahleni njengalokho iminwe yakho ize ingene njalo ubusuqala ukuhamba ubhoda leso sihlahla kancane sibili futhi nxa ufika endaweni lapho iqolo lilohlonzi kakhulu laphukile yilo icele lenyakatho imimoya futhi ungabona indlela oqonda kuyo inyakatho kumbe iningizimu futhi ngaleyo ndlela okulezinto ezinenge kodwa kuthatha abaholi ukuba kwazi ukwenza lezo zinto umuntu kazana nje enyukele phezulu lapha futhi athi angizwa umehluko kukho bona kumele ube ngofundele ukuhola lokho futhi laba abafana akula kuthandabuza kodwa babengamavu landlela kahle bengabe bekwanisa ukupopha amafingo bengabe bekwanisa ukubasa umlilo ngamatshe futhi lokunjalo njengalokho kodwa ukubayazi indlela yokuphuma kwakho yiwo umqondo bona gabayazange indlela yokuphuma kwabo ngakho bonke babhubha ngoba kabathathanga umkholi kanye labo ubaba ongacabangiyo iminyaka emibili edluleyo eColorado wayehamba enyukela ezintabeni wayelomfana omncane oleminyaka phose eyisithupha eyisikhombisa ubudala wayezamthatha ahambelaye ekuzingeleni kwakhe inyamazana elempondo ezisa ngatsha okokuqala ngakho bahamba baqansa esiqongweni sentaba futhi umfana omncane wathi kuyise sengidino baphula emhlane wami kasikaqongi okwaneleyo kwakathesi inyamazana ezilempondo ezisangatsha zisesiqongweni waqhubeka futhi waqhubeka futhi waqhubeka ehamba undoda waze wayengakwazi wayendoda yedolobho wayengazi lutho ngokuthi uzingela njani kumbe ukuthi ahambe ngapha wonke umuntu ololwazi ngegusu uyakwazi ukuthi inyamazana ezilempondo ezisangatsha kazihlali phezulu esiqongweni kaziyi phezulu le imbuzi ezisangatsha ziphansi lapho ezenelisa ukudla khona kumele ziye lapho okulolutho lokudla futhi ngakho kodwa lindoda yacabanga nxa ngingaya phezulu emadwaleni kwenye indawo phezulu le ngizathola enduna enkulu wayebona umfanekiso weyinye ime phezu kwedwala futhi wacabanga ukuthi yikho ayezayithola khulu unganaki ngisho lokho lawo magazini akutshoyo mina bo mina bo uyakuba lephupho elesabekayo lokho kule nto eyodwa yokwenza ikuthatha umholi lapha okwazi khona ukuthi ungaphi futhi lowo baba kweza khonapho izulu phezulu lapha izulu le elibuya ngesiphangephanga futhi indoda yazingela isikhathi sase saphela kwaze kwabamnyama futhi wehluleka ukuthola indlela yakhe yokubuyela futhi imimoya yeza yaqephula iziqongo zentaba futhi laye ngokwakhe ehamba echicha futhi yikho kumele ubekwazi ukuphepha nxa ubambekile nanso enye into ukwazi ukuphepha ngikhwele izihlahla njalo ngehle zona futhi ngakhwela izihlahla njalo ngazehla phezulu laphansi kanjalo ukuze ngiphile ngathatha ungqoqwane lapho ungamafidi amane emaceleni wonke ngephule isigodo futhi ngisibeke phansi futhi ngilambe kakhulu ngize ngiphose ngingakumeli khona futhi ngephule lezi izigodo ezindala njalo ngizibase zona futhi ngekele kuthise futhi kuncibilikise ungqoqwane futhi ke phose ngehola lakuqala ekuseni nalesibili ihola ngikhuphe izigodo futhi ngilale phansi emhlabathini okhudumalayo ukuze ngihlale ngiphilile futhi kumele ubekwazi ukwenza lezi izinto futhi lindoda yayingakwazi lokho ekwenzayo wayengela muntu okumqondisa yena futhi wayigoni indodana yakhe encinyane esifubeni sakhe waze wayizwa iqanda futhi isifa ukungacabangi nganje wayethetha umholi wahamba la wayengamletha aphenduke esehla intaba kungelando ukuthi isiphi isikhathi boni kodwa walinda kwaze kwabamnyama ngakho ke kazange abone indlela yakhe yokuhamba yilo uhlupho ngamaKristu lamhlanje bayama ubunyama buze bufike bese uthola ukuthi usuke ungela mholi umholi ngenxa ya sewake wabona umuntu obelahlekile khona oseke wahlangana loku letha umuntu olahlekile kuyinto ehawulisayo kakhulu ongakaze uyibone lapho umuntu elahleka uyahlanya ngakwazi ukuthi wenzani sabamba indoda phandle le umfana futhi wayelahleke emahlathini futhi wayecathangela wayengogcina inkomo eplazini kodwa wayesendaweni engayisiyo futhi wabeselahleka waphenduka futhi sebemtholile emva kwezinsuku ezintathu wayegijima njengomuntu ohlanyayo eklabalelela phezulu iindebe zakhe zonke zase zidlekile futhi wajikela umbhobho wakhe khatshana njalo engakwazi ukuthi enzeni futhi lapho umfowabo lapho bambamba futhi bambopha lapho umfowabo esiza kuye wamlwisa njengenyamazana wazama ukumluma wayengakwazi ukuthi ungaphi ngenxa yani wayelahlekile.
When a man's lost,
futhi nxa umuntu elahlekile usesimeni sokudideka futhi kakwazi ukuthi ukuleso simo ngoba ukulahleka kwakhe kuthumela leyi fever phezu kwakhe futhi kakwazi ukuthi ungaphi njalo lokuthi wenza njani. Ngakho-ke kunjalo lapho umuntu elahleke kuNkulunkulu uyakwenza izinto angeke azenze ngokujwayelekileyo, uyakwenza izinto eziphezu komcabango womuntu ukwenza. Umuntu olahlekileyo kuNkulunkulu, ibandla elilahleke kuNkulunkulu, ibandla elisuke kuNkulunkulu lasuka ezelulekweni zeBhayibheli kaNkulunkulu, liyakwenza izinto ongeke uzikhangelele ukuzithola ebandleni likaNkulunkulu ophilayo. Bayokuthola imali zabo ngemidlalo yobuqili, ukudlala ilotho, ukuthova amakhasi, loba kuyini abangakwenza, bayakufundisa loba yini, bayekele loba yini kusenzeka, bembambathe emhlane amadoda abadala kakhulu ebandleni, futhi lokunjalo nje ukubayekela bekwenza khulu. Yikho sibili, bebeke amadikoni kubhoti abathethe kane kumbe kahlanu, ukuze bakwekelele nje khona, ukuze bahlanganise iziphetho kulesi phetho esisodwa kuphela okumele usihlanganise si isibopho sakho kuNkulunkulu. Mana futhi ukhulume iqiniso, olahlekileyo umuntu olahlekileyo usesimeni sokudideka, ungumuntu ohlanyayo. Umholi ulokuzwisisa ukuthi ahambe njani lokuthi enzeni. uNkulunkulu uhlezi ethumela umholi ebantwini bakhe. uNkulunkulu kakaze ehluleke, yena uyathumela umholi, kodwa kumele wamukele lowo mholi. Bona kumele ukukholwe khona, kumele uhambe ngendlela atsho ngayo. Nxa ungena eguswini futhi umholi wakho ethi sihamba ngalindlela, futhi-ke ubusucabanga ukuthi uhamba ngaleya indlela, uyavumbuluka ulahlekile. Ngakho-ke lapho uNkulunkulu uyazithumela umholi wokusihola, kumele silandele lowo mholi. Loba kuyini esikucabangayo, yikuphi okungani kule ngqondo, futhi yikuphi okukhangeleka kungubuthutha. Asikho ngaphansi kokwahlukanisa lokho, umholi nguye yedwa kuphela. uNkulunkulu eTestamenteni elidala wathuma abaprofeti, babengabaholi ngoba ilizwi lenkosi leza kuprofeti. Babengabaholi, balayela abantu njengoba besilakho izolo ebusuku ngo-Isaya lo-Uziya. Babelayelwe futhi balayela abantu njalo babaholi, kodwa kathesi uNkulunkulu uhlezi ethumela abaholi ba. Yena kakaze ahlale engelayo umholi kuzo zonke izikhathi. uNkulunkulu uhlezi elomunye lo omelayo yena kulumhlaba ezikhathini zonke. Manje kwesinye isikhathi bayasuka kumholi, besuka endleleni njengoba sikubiza khona. Lapho uJesu elapha emhlabeni, alikhumbula uJesu wathi kubaFarisi, lina baholi abazimpumputhe, baholi abazimpumputhe, bampumputhekile ezintweni zikamoya. Bona manje babemele babe ngabaholi, abaholi ebantwini, beholela abantu ensindisweni. Kodwa uJesu wathi lizimpumputhe, futhi wathi bayekeleni bodwa, ngoba nxa isiphofu sikhokhela esinye isiphofu, ngabayi kuwela bonke egodini na? Impumputhe zabaholi. Oh, umhlaba ungcoliswe kanjani lokho, ukuhola kwempumputhe. Yena kafuni ukuthi wena uyamele ekuzwisiseni kwakho. uNkulunkulu kafuni ukuthi wena uyamele ekuzwisiseni kumbe engqondweni yakho kumbe layiphi imiqondo enziwe ngumuntu. uNkulunkulu uthumele umholi futhi uNkulunkulu ufuna wena ukhumbule ukuthi lo nguye umholi wakhe omisiweyo, futhi kumele simkhumbule yena. Lapha khona ithi uJesu wathi, kangisoze ngilitshiye, kodwa ngiza kukhuleka kubaba, futhi yena uzalithumela omunye umduduzi, futhi lo mduduzi lapho yena eza kuza wayeza siholela thina kulo lonke iqiniso. Futhi ilizwi likaNkulunkulu iqiniso, ilizwi nguKristu. Mina ngindlela, iqiniso lempilo. Yena ulilizwi, ekuqaleni kwakho ulilizwi. Leli lizwi lalilonkulunkulu, ilizwi lalingunkulunkulu, futhi ilizwi lenziwa inyama njalo lahlala phakathi kwethu. Ngakho nxa silandela umholi weqiniso oqotho, umoya ongcwele, yena wayeza sitshela lokhu ayekubonile, yena lokho yena akuzwileyo, futhi yena asitshengise thina izinto ezizayo Amen. Nanko ke yena uzalitshengisa izinto ezizayo. Futhi lapho amabandla lamuhla esala lokho singa khangelela njani ukuya ezulwini. Lapho umoya ongcwele ethunyelwa kithi okomholi siyakuthatha othile umkhadinali, othile umbishopu, othile umbonisi omkhulu, kumbe omunye onjalo ukuthi asihole lapho umoya ongcwele waphiwa thina ukuthi usihole thina. Futhi umoya ongcwele uhlezi ekhuluma okwelizwi ngelezi zinto ezinene engizalitshela zona alingeke likuzwisise khona kathesi, kodwa lapho yena esiza yena uzaliholela kuzo. Yiso isizathu sokuza kwezimpawu ekupheleni kophawu lwesikhombisa. Imfihlo kaNkulunkulu kufuze iqedwe ukwazi ukuthi uNkulunkulu ngubani, ukuthi uyini, ukuthi yena uphila njani, imvelo yakhe, isimo sakhe, ufanele ngabe usuhambe phezulu lapha ngaleso isikhathi. Bona kusilethe kusimo esipheleleyo samadodana lamadodakazi kaNkulunkulu. Ibandla ligezwe egazini likaKristu elingathengwanga ngemali, elibhadalelwe ngegazi likaJesu Kristu. Manje nanko silapha umholi, futhi yena ungumholi olethwe nguNkulunkulu kathesi. Sihamba phakathi kwegusu futhi sisendleleni siya kwenye indawo, futhi angeke sihambe singelamholi. Futhi ngakungabi lozama ukutshintshela komunye umholi. Nga usenza njalo, yena uyakukhupha emzileni. Lumholi uyazi indlela, yena uyawazi wonke ama-inchi endlela. Uyakwazi yena wonke umcabango osenhlizweni yakho. Yena uyazi wonke umuntu olapha. Yena uyakwazi ukuthi ungubani lokuthi wenzeni, futhi konke ngawe. Yena ngumholi kaNkulunkulu, umoya ongcwele, futhi uyembula izinto kuwe, futhi akutshele izinto yena azizwile. Angaphinda amazwi akho abuyele kanye njalo etho okukhulumileyo. Amen. Akutshele obe uyikho, olakho, lapho oya khona. Umholi, umholi oqondileyo, futhi yena uza kuholela kulo lonke iqiniso lelizwi lakhe liqiniso. Manje umoya ongcwele kasoze wenza ukuthi amen esivuma nkolweni esithile sabantu. Uyakugcizelela lonke ilizwi likaNkulunkulu ngu-amen, ngoba lona linjalo. Umoya ongcwele kakukhokheli kwenye indlela. Manje into engazwisekiyo yileyi ukuthi thina sonke, zonke inhlanganiso zethu ezinkulu lezinto sonke sizitsho munye lamunye sikhokhelwa ngumoya ongcwele, futhi kuloku hlukana okukhulu njengosuku lobusuku kithi sonke. Kodwa lapho uPawulu lowo umfarisi omncane owemukela umoya ongcwele lapho ebhabhathizwa ngu-Ananiya, futhi wasehambe arebhile njalo wafunda okweminyaka emithathu, waphenduka futhi azange wabuza ibandla ngalutho okweminyaka elithumi lane. Futhi lapho esebuye njalo wahlangana loPetru, inhloko yebandla eJerusalema, bavumelana emfundisweni. Ngenxa yani umoya ongcwele ofanayo, lapho uPetru abhabhathiza ebizweni likaJesu Kristu, uPawulo wenza okufanayo kungela owamtshelayo. Lapho uPetru efundisa ubhabhathizo lukamoya ongcwele lokungcwelisa lokunjalo, uPawulo wenza into efanayo engabuzange ibandla, ngoba khona kwakungumholi munye. Ngakho singaba njalo njani lamhlanje lapho abantu bephika la maqiniso, lapho uPetru efundisa akwenzayo ngendlela yokuba ibandla libekwe ehlelweni njani, uPawulo waba lemfundiso efana nayo ngoba babe lomholi munye. Umholi kasoze ahambise omunye ngendlela le, kuthi omunye ngendlela le, kuthi athumele omunye empumalanga nomunye entshonalanga. Bona yena uzoligcina lindawonye. Futhi nxa nje singavumela umoya ongcwele asigcine sindawonye, siyaba munye. Nxa nje singavumeli udeveli akukhuphele emgwaqweni omubi, siyaba inhliziyo yinye, ingqondo yinye. Sivumelana ngumoya munye, umoya ongcwele, umholi kaNkulunkulu ozasikhokhela kulo lonke iqiniso. Kuqondile lokho, kodwa kumele ulandele umholi wakho. Yebo Nomzana. Khangela uNicodemus wayefuna umholi enjalo eyindoda ekhaliphileyo. Wayengumfundisi phose iminyaka engamathumi ayisificamunwembili ubudala. Wabafarisi kumbe amaguma amaSanhedrin, ikhansili, inhlanganiso yabafundisi. Wayengomunye wamadoda abo amakhulukazi, umfundisi ko-Israyeli eyingcwethi kukho. Cabanga ingcwethi yokufundisa yebo wayeyisazi imthetho kodwa lapho sokusiza ekuzalweni kutsha wayefuna umholi wayekulambele khona wayekwazi ukuthi kwakumele kube lokunye okulomehluko ukuzibonakalisa kwakhe kuKristu ngalobo busuku kwafakaza lokho khona kwafakaza futhi lokho umuzwa wabo bonke kodwa akula kubo owaba laleso leso sibindi ayelaso kwakungekho kube ngitsho wayengabuya phezulu lapho njalo enze lokho akwenzayo lina lonke bantu liyamsola uNicodemus ngokubuya ebusuku kwafika khona wafika ngiyakwazi abanye abantu abangeke nje beqalise emini kumbe ebusuku kodwa wafika lapho futhi wayefuna umholi futhi wathi Nkosi thina esivela egumeni leSanhedrin siyakwazi ukuba wena ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngenxa yani wabakwazi khona yena wayefakazela bona wayefuna ukwazi ukuthi lokhu uzalwa okutsha kutshona futhi waqonda kanye kuye lo oqondileyo ngoba uNkulunkulu wayefakazela ukuthi lo wayengumholi wakhe uJesu khangela ukutshoyo Nkosi siyakwazi ukuthi wena ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngoba akula muntu ongenza izinto ozenzayo wena ngaphandle uNkulunkulu elaye kwaba yibufakazi khonapho ukuthi kwakukhona uNkulunkulu ophilayo phakathi kwabo lokho yena akufakazayo athi mina engenza imisebenzi ubaba wami ohlala kimi ngiqinisile mina ngithi kini indodana ingeke yenze lutho ngokwayo kodwa lokho yona ekubona ubaba ekwenza nendodana yenza njalo ubaba uyasebenza futhi lami ngiyasebenza kuze kube manje ngamanye amazwi uNkulunkulu wamtshengisa yena okukwenza futhi yena wahamba njalo wakwenza nje khona yena ngenzanga lutho ngaphandle etshelwe uNkulunkulu ukuthi akwenze yena amen yiwo amaqiniso aqotho alokho nxa nje singahamba futhi simelele umoya uze usifuqe ukuthi sikwenze khona yikho lokho futhi sibe ngaba lahleke ngokupheleleyo kuKristu kuze kuthi yena kungadingeki ukuthi akufuqe nxa zonke njengalokho yena akwenzayo kimi kodwa ukunyikinya kwakuqala okuncinyane kwekhanda lakhe ulungele njalo akulanto ezakumisa ngoba uyakwazi ukuthi leyo kuyintando kaNkulunkulu wayefuna umholi yena wayengumholi ofakazelweyo wayengakhokhelwa ngulo umholi ngoba wayekwazi lo umholi wayefuzelelwe nguNkulunkulu wayesazi ukuthi imikhubo ayeyilandela mhlawumbe ngabafarisisa tusi futhi loba yini okunye okuningi wayelandele lezo zivuma nkulu sonke isikhathi futhi wabona kungelalutho olwenzakala kodwa nanso indoda isiza endaweni isithi yona ingumesiya othenjisiweyo ebhayibhilini ebesephenduka yena futhi enze yona imisebenzi kaNkulunkulu uJesu wathi nxa ngingenzi imisebenzi kababa wami ngakho lingangikhulwa mina kodwa nxa lingangikhulwa mina kholwani imisebenzi engiyenzayo mina ngoba yona ifakaza ngami ngakho akumangalisi Nicodemus wathi Nkosi siyakwazi wena ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngoba kula muntu ongenza izinto wena ozenzayo uNkulunkulu engelayo yena bona wafuna umholi loba wayeyinkosi yento leyo wayeyinkosi yebandla lakhe wayelobuntu futhi waye le zindawo eziphakemeyo futhi wayengumuntu omkhulu kungela kuthandabuza ehlonitshwa ngabantu bonke phakathi kwelizwe kodwa lapho kusize kuzalweni kutsha wayefuna umholi kunjalo lathi yebo sasifuna umholi Cornelius wayeyindoda enkulu indoda enhlophekayo kwakha amabandla wahlonipha amajuda ngoba wayesazi ukuthi inkolo yabo yayiqondile futhi waphathela iminikelo njalo wakhuleka nsuku zonke kodwa lapho umoya ongcwele ebuyile enye into yayisengeziwe ebandleni wayefuna umholi uNkulunkulu wamthumela umoya ongcwele yena wawuthumela wona ngomuntu uPetru ngoba lapho uPetru esakhuluma lamazwi umoya ongcwele wehlela kuye uNkulunkulu wasebenzisa umkholi ngoPetru yena wawusebenzisa wona ngoba wakhokhela uCornelius endleleni eyiyo futhi lapho esakhuluma umoya ongcwele wehlela kulabo abezizweni ngakho wathi umuntu ngalela amanzi ukuze laba babhabhathizwe na bona ulokho kungumholi okhulumayo hatshi uPetru ngoba lelo kwakulixuku lomjubha kumbe labezizweni bengahlambulukaka bengcolile kuye futhi wayengafuni lokuthi ahambe lakanye kodwa umkholi wathi ngiyakuthi wenze izinto ongacabangeli ukuthi ungazenza lapho nqa umholi esiba lokunqanda okupheleleyo lapho umvumela yena ekuhola oh umangalisa njani khulu ukuholelwa ngumoya ongcwele yena ungumholi kulungile yena wakhuluma ngoPetro njalo wamtshela lokhu okumele akwenze lapho ke bonke sebemkele umoya ongcwele wathi angeke siyale amanzi sibona la futhi baba papatize ebizweni lenkosi uJesu manje ngubani owahola ukwenza lokho umholi owaye kuye ngabatshelanga yini uJesu ingacabangi ngalokho eliza kutsho ngoba kayisini elikhuluma ngubaba ohlala phakathi kwenu yena nguye okhulumayo amen umthengo esehla evela eJerusalema futhi uNkulunkulu wayelomkhulu emhlabeni ngaleso isikhathi umoya ongcwele futhi yena wayelomuntu phansi le owayegcwaliswe kulo umholi wayengayisuye lamthumayeli wayengathi ungumdikoni futhi wayephansi le esilisa abagulayo futhi exosha amadimoni futhi ebangela isiyalu yalo esikhulu intokozo enkulu yayisemzini wayelamakhulu abantu bembuthanele futhi umholi wathi sokwanele kangako asibeli ngalindlela kazange aphikisane lomholi wakhe ungaqali ukuphikisa ilizwi lomholi wakhe mlandele yena nxa ungakwenzi uyaphuma ulahlekile futhi khumbula lapho umchiya yena usuwedwa ngakho sifuna ukuhlala siseduzane lomholi ngakho endleleni yena wathi chiya leli xuku manje Philip futhi uphume phandle uye enkangala lapho okungelamuntu kodwa ngiyakuthuma phandle khona futhi kuzabe kulomunye lapho ngikuyisa phandle le nange siza umthenwa eyedwa nje wayeyindoda enkulu endlovukazini phansi eEthiopia ngakho wayesiza esehla ebala ibhuku lika-Isaya futhi umholi wathi sondele duze kwenqola futhi wathi uyakuzwisisa yini lokho okubala wathi ngingakuzwisisa njani lapho kungela muntu ngihola oh mina bo kodwa uFiliphu wayelomholi amen futhi waseqala embhalweni ofanayo njalo wamthumayeza uKristu amen umholi hathi ukumtshela isivumankulu wamtshela ngomholi uKristu futhi wambhaphathiza phandle le emanzini athile qiniso kwakunjalo oh ngikuthanda njani lokho lapho Israyeli esuka eJipita esiya elizweni lesithembiso kuye Exodus 18:21 uNkulunkulu wayekwazi ukuthi babangakaze bahambe ngaleyo ndlela kuqala kwakungamamayela angamachuma amane kuphela kodwa ngokunjalo babefuna into ethile ukuthi ihambe labo babezawulahlekelwa indlela yabo ngakho yena uNkulunkulu wabathumela umholi Exodus 18:21 okunjengalokho ngithumela ingilosi yami phambi kwenu insiki yomlilo ukuligcina endleleni ukubaholela besiya elizweni lesithembiso futhi abantwana bakaIsrayeli balandela lowo mholi insiki yomlilo ebusuku yes emin lapho yona isima bema lapho yona ihamba bahamba futhi lapho yena ebafikisa eduze lelizwe futhi babengafanelanga ukuthi bacaphe yena wabaholela babuyela enkangala njalo wayengeke ahambe labo yena yikho kuyikho ibandla lamhlanje kungelakuthandabuza kodwa ukubekezela kukaNkulunkulu namhlanje njengoba kwakunjalo ensukwini zikaNowa ibandla ngabe kudala lahamba nxa ngabe nje laliqondisile futhi lama ngendlela kodwa yena kumele asihole asiphotise futhi asiphotise futhi asiphotise ngakwazangu Israyeli lapho bememeza bebona amabutho afileyo eJipite amabhiza agalulile inqola zikaFero zimbokothiwe bathola ukunqoba kwabo uMose esemoyeni ehlabelele esemoyeni uMiriam egide esemoyeni njalo la madodakazi ka-Israyeli egijima phansi phezulu ekhunjini bememeza lokugida babesalelwe zinsukwana ezilutshwane ecagweni loluju ngabakwazanga ukuthi kwakuyiminyaka engamachuma amane khatshana ngoba baqala ukukhonona phezulu kukaNkulunkulu lomholi futhi sizithola thina sisendleleni efanayo ngiya eShefriport emva kwalapha futhi umoya ongcwele wehla ngelanga lokubonga eminyakeni engamachumi amahlanu edluleyo eLouisiana ngelanga lokubonga ibandla liwe kanjani kusukela kuleso isikhathi Uyananzelela ukuthi ibandla leRoma Katolika ekuqaleni kwalo lalilibandla lePentecost liqiniso lelo. Yikho kanye lona lalilibandla lePentecost kodwa izikhulu ezomileyo yaqala ukungena njalo batshintshela imibhalo kaNkulunkulu emikhutsheni yabo bengeza kukho imfundiso lokunjalo futhi khangela ukuthi balandla thesi ngitsho okukodwa okombhalo kukho konke. Bafaka esikhundleni sokunye ngokunye okuthile. Esikhundleni sokucwilisa bafaka ubaba indodana lomoya ongcwele. Esikhundleni senkosi uJesu Kristu bafaka okunye esikhundleni sayo yonke le imibhalo kaNkulunkulu eyayibekelwe thina phansi njalo khatshana kakhulu lemfundiso yombhalo. Futhi iPentecost yehla eLouisiana iminyaka engamathumi amahlanu edluleyo. Futhi nxa isima eminye iminyaka engamakhulu amabili iyakuba khatshana kakhulu kulalapho okule bandla leKatolika nxa liqhubeka lisiwa ngendlela eliwe ngayo eminyakeni le engamathumi amahlanu edluleyo, ngoba nje bayengeza kukho sonke isikhathi kokuphela. Abatshumayela bakudala kusela imihlangano esitaladeni awungeke uzwe langowodwa into yonke esilayo lixuku leHollywood elengezwe kukho abesifazana abagunde inwele begqoke ogabhudula bapenda njalo lakho konke bezithi bangamaKristu. Okurikho okuncinyane kule Katari kugijima phansi laphezulu endaweni futhi abesifazane belezigqoko ezibambayo njengesoseji elisesikhunjeni isikhumba saba phandle phosi benyakaza phezu kweplatifomu begijima phansi laphezulu kweplatifomu begida belamacici endlebe elengela phansi njalo belokunye lapho lokhu okutsha ukugela kwekhosikazi lesizwe ngakho khona kuzibize isiKristu esikufunayo ngiyakudala ethunyelwe nguNkulunkulu inkolo exathulayo eza kuxathula umhlaba uphume ebandleni. Kumele siphenduke kumoya ongcwele lomlilo sibuyele entweni ejisa isuse ingcekeza ulethe ukuchumayela kwakudala kuphenduke kwenze izulu libe phezulu isihogo sivuthe kuqonde okombhobho sifuna uhlobo olunjalo lokuchumayela. Kodwa ungakwenza namhlanje ibandla lakho liyakuvotela ukuba uxotshwe. Kwesinye isikhathi abachumayeli abaqondileyo bayakhokhelwa ekulahlekeni ngamabandla abo. Yiso isizathu ngingela nhlanganiso nginesigodlo sinye esasezulwini. Loba ngaphi angithuma khona ngiyahamba, loba yini ayitshoyo yena ngiyayitshwa. Ngasifuni inhlanganiso, ibandla leli lingavele likhulume ngenhlangano selilahlekelwe ngumelusi wenu khonapho. Angeke ngihlale kudlo ngitsho kanye imzuzu emhlanu. Lonke ibandla elaba inhlangano langene ekufeni futhi ngitshele ngelilodwa elingayanga futhi ungitshele ngelilodwa elake lavuka njalo umoya ongcwele uthunyelwe ukuholela ibandla hayi iqembu lamadoda athile. Umoya ongcwele ugcwele inhlakanipho abantu bayoma nko abanaki. UNkulunkulu wabatshela ukuthi yena uzabathumela umholi, yena uzabahola endleleni futhi lapho kuphela belandela leyo insiko yomlilo babeqondile. Yena wabaholela phezulu esangweni lelizwe lesithembiso futhi ke kwaba yilapho ahamba wafika khona yena. Ngakho uJoshua lelo qawe elikhulu kumbula ilanga abatshela khona bona zingcweliseni ngokwenu ngosuku lwesithathu uNkulunkulu uza kuvula iJordan phansi lapho njalo siza kucaphela phesheya. Manje khangela ukuthi wathi ngiyakuthanda lokho embhalweni wathi hlala neduze ngemva komtshokotsho ngoba kalikwazi lihambe ngalindlela. Wawuyini umtshokotsho? Ilizwi, ungahambi indlela zakho zenhlangano kathesi, hlala khona ngemuva kwelizwi ngoba kawukaze uhambe ngalindlela. Futhi mfowethu, nxa kwake kwahamba lesikhathi lapho ibandla lesiKristu okumele lizihlole khona, yikho khona kathesi silapha kathesi lapho lumhlangano omkhulu uyenziwa eRoma khona kathesi. Imehluko yenziwa umanyano wamabandla lapho lezi inhlanganiso ziyahlangana ndawonye ukubumba umfanekiso wesilo khona sibili okuthiwo liBhayibheli. Futhi liyakwazi ukuthi sitheni ekuseni embikweni futhi nanku silapha konke kanye eminyango futhi abantu lokho belandela isivumo nkobe ungangcono uhlale ngemva kwelizwi ilizwi liza kuphelela phesheya ngoba ilizwi lingukristu nokristu ungunkulunkulu nonkulunkulu ungumoya ongcwele hlala ngemva kwelizwi oh yebo nomzane hlala lalowo mholo hlala khona ngemva kwalo ungabi phambi kwalo hlala ngemva kwalo yekela lona likukhokhele ungalikhokheli lona yekela lona lihambe Joshua wathi manje kalikaze lihambe lindlela kalazi lutho ngendlela yilo uhlupho lamhlanje kawudinga umholo ukuthi akuholele endleleni ebanzi Oh, yayazi yonke imkoto lakho konke okuyo yayazi yonke indlela yesonweni akula oh ube ukhona okwesikhathi eside akudingeka ukuthi omunye azame ukukutshela ngalokho uyakwazi ukuqumela konke yikho sibili sonke isono uyakwazi ngakho konke akula ongakutshela ukuthi utshontsha njani uyakwazi lokho akula ongakutshela ukuthi uthoka njani uyakwazi lokho akula ongakutshela ukuthi kwenza njani izinto ezimbi lezo Ngoba kunamathiselwe kuso sonke isihlahla yonke indawo. Kodwa khumbula, lina bantu elingamaKristu, selicaphele phesheya, selikwelinye ilizwe, lizelwe kutsha, liselizweni, ilizwe lasezulwini, liselizweni lesithembiso. Ungakha nge uyayazi indlela yakho lapho o mina yebo uyakwazi ini ukuma kanjani esandleni samakhati athile uyakwazi ukuthi idayisi lapho ligiqika ukuthi kuthoni ukuthi konke njalo nje kodwa lapho kusiza ekwazini ukungcwele lokulunga lamandla kaNkuluNkulu lokuthi umoya ongcwele usebenza njani ukuthi wenzani wona kungangcono uhlale ngemva kwelizwi umholi bona kawukaze uhambe ngalindlela hawu uthi ngingumuntu ngani uhlakaniphile ngangila mabili ama-degree ekholishini ngcono ukhohlwe ngakho yebo nomzane ngedlula esikolo ngcono ukhohlwe ngakho yebo ngcono uhlale ngemva kukamholi umvumele yena kuholi yena uyayazi indlela wena kawuyazi awukazi ukuhambe ngalindlela awu uthi bakwenzile khangela nxa bekwenzile uJesu wathi labo abahambe indlela lezi zibonakaliso zizabalandela ibizo lami bayakuxotsha amadimoni bakhulume ngendimi ezintsha kumbe baphathe inyoka kumbe banathe okubulalayo kakuyikubalimaza nxa bebeka izandla zabo kwabakhulayo bayakusila abaningi babo bayakwala khona bayakuphika khona bathi vele kakuzelelwanga kabalandela umholi balandela isivumo nkulu esenziwe ngumuntu ungcono uhlale khona ngemva kwelizwi ngoba kawukazi uhambe ngalindlela uyazi kodwa uzelwe kutsha futhi uzalelwe ebungcweleni kawukazi uhambe ngalindlela uhamba ngalindlela kumele ubuye ngobungcwele ngoba lilizwe elitsha impilo entsha abantu abatsha uzabuya ebandleni futhi uzwe omunye esukuma ememeza inkazimulo kuNkulunkulu haleluya indaba uzathi mina bo khabe ngabakaze bakwenzi lokho ebandleni lami ngiza kusukuma njalo ngiphume ngihambe bona qaphela hlala ngemva kwelizwi kathesi yekela umholi akukhokhele yena uza kukhokhela kulo lonke iqiniso kuthi embule lezi izinto engikhulume ngazo kuwe yena uza kutshengisa lokho yena uza kutshela izinto ezizayo umholi weqiniso ungayi kumbhishophu khamba kumholi ungayi kuloba ngubani kodwa umholi yena nguye owathunyelwa ukukuhola yena nguye ozakwenza khona uNkulunkulu ukuphe umholi thatha indlela kaNkulunkulu ephiweyo uhlupho lwakho ikuthi lamhlanje ukuthi abantu bayabuya ebandleni ukuzohlala nje imzuzu emtithwane kwenzeke into abangayijwayelanga ngancoma owesifazane omncinyane ovela ebandleni elipholileyo elibuthukuthuku ngamkhulekela nje uNkulunkulu uza kumsilisa owesifazane omncinyane azanga kuzwisise lokho azanga lutho ngakho wangena wathi wayengakwazi kodwa ngamtshela buya futhi uzongibona wayengani lamahloni njalo esalele emuva kodwa umkholi wayelokho emtshela khamba wakubamba khona ikho lokho bona kungenxa kamoya ongcwele osiholelayo entweni lezi bona uNkulunkulu ulendlela ephiwe sewake uke wananzelela lawo madada amakhulu awegangeni ehamba phesheya amadada esiya eningizimu kahleke manje khumbula lelo dade elincane elidala lazalwa phezulu phesheya ecebini kwenye indawo Galazi impumalanga inyakatho intshonalanga leningizini. Galazi lutho ngaphandle kokuhlala ecibini phezulu ngale ezintabeni eCanada ngaligazi lisuke kulelo cibi. Kodwa lazalwa lingumkhokheli. Lelo thatha eliliqude elincinyane lazalelwa ukuba ngumkhokheli. Futhi into yakuqala ngobunye ubusuku kwaba khona ungqoqwana omkhulu owabuya udabula phezu kwezintaba. Kwenzakalani? Lowo moya oqandayo uyehla phansi dabula phakathi lapho. Sengathi ngiyalibona liqhuqa lisithi, mama kutsho ukuthini lokho? Bona kalikaze lizwe umumo omkhathi oqandayo. Liqala ukunanzelela indawo yonke, liqala ukunanzelela yonke indawo eceleni kwecibi, kuqala ukuqanda ungqoqwane usiza ecibini. Alikwazi kodwa dukuduku lazalela ukuba ngumholi kulo mhlambi kwamadada. Liyeqa khona phakathi kwalelo cibi lapho kulitshaya lona. Ungakubiza loba ngakuphi okufunayo, sikuthi ngikuphefumulelwa. Kumbe ungatsho njalo o nje ungumzwangedwa loba kuyini. Liyakuya khona phakathi laphakathi kwalelo cibi kuphele emoyeni lo mlonyana futhi lithi honkonk honkonk. Futhi lonke idada ecibini lizeza kulo indaba ayamazi umkhokheli wawo ngendlela nje akhala ngayo. Nga uphondo lisipha umsindo o ngazwakalile. Ngubani ongazilungiselela impi na? Yikho, ngubani ongazilungiselela impi nxa uphondo lukhala lungazwakali? Hawuke, nxa lelo tata elincinyane lingakhala lingazwakala, ngubani ozalilungiselela ukuphapha? Lelo tata elincinyane elidala liyakuphakamisa umntonyana walo omncane phandle ngale futhi limemeze honk 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 honk. Futhi lonke idada elincinyane liyabuya kulo honk 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 honk. Nanka ke lapho aba lokukhululeka okunjalo khona phakathi laphakathi kwecibi. Impiqika nje ephinda njalo ephinda njalo ephinda. Ngemva kwesikhathi lizwa khona ukubuya kulo sokumele lihambe. Liyakwelula amaphiko alo amancane ehle futhi liphapha lisuke ecibini liye phezulu emoyeni futhi bese libhoda kane kumbe kahlanu ukuthi lihambe nje liqonde inta eLouisiana ngokwenelisa kwalo. Lonke idada khona ngemva kwalo honk 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 honk. Nanto lisiza ngenxa yalo lingumkholi. Amen. Amadada ayawazi umholi wabo. Ibandla kalimazi ye liyakwazi ukuthi lenze. Khangela lawo madada amakhulu, amadada avela khonale Alaska manje kuliqude elidala elihlala liwakhokhela. Futhi wona lawo madada amakhulu kumele akhangele sibili lelo eliduna, kumele abekwazi ukuthi lelo qude ikhuluma ngani. Uke wakubala lokho kulook magazine lapha phose iminyaka emine edluleyo. Lapha iqude ledada elidala isinye isikhathi lalingakwazi elikwenzayo futhi lase likhokhela ixuku lamadada amakhulu indlela yonke esiya eNgilandi. Yikho sibili kakazi azakale eseNgilandi indaba kawazanga ananzeleli owabo umkhokheli. Lelo qude ledada elidala kalazanga lapho elalisiya khona futhi kathesi asepheseya khonale futhi kawasayenelisi ukuphenduka. Yilo uhlupho ngawo lawa madada amakhulu amaningi namhlanje. Lokhu eButhana bathi leyo look magazine yathi lawo madada amakhulu abuthana futhi aphapha phezu kweNgilandi kodwa kawasakwazi ukuthi abuyele njani emuva. Yiyo indlela okuyiyo ngalawa amanye amadada engiwaziyo. Lo mbuthano lo mhlangano omuntu omkhulu futhi libe lo mvuseleli othile obuyayo futhi achumayele okwesikhathi kodwa ngalikwazi lapho eliya khona. Liyabhuza libhoda njalo libhoda ngoba lithole iqude ledada lokulikhokhela liphumele ekuthathekeni kwehlangano futhi hatshi ukubuyela elizwini likaNkulunkulu, ukubuyela ekubhabhathizweni kukamoya ongcwele. Futhi ke bese simangala kungani singelayo imvuselelo ensukwini zethu. Bona kumele uthole lokho kukhala okuzwakalayo, lokho kukhala kwezwi lophondo lwevangeli luphefumula lukhupha ivangeli lonke ilizwi likaNkulunkulu. Hathi sivuma nkulu, hathi inhlanganiso kodwa iBhayibheli umoya ongcwele lezi izibonakaliso zizabalandela abakholwayo. Bona futhi nampo bayahamba besehla ngomgwaqo. Elinye iqudo ledada elidala kwesinye isikhathi bathi labulalisa iqubu lizama ukuwaphaphisa phakathi komnyama kalazanga lapho ela lisiya khona ngokwalo. Futhi wonke achayelela ezintabeni phandle khonale, amanye awo avuthu zeka pantsha zeka qiniso kufuze abekwazi ukuzwakala kokukhala kwawo lelo dada elincinyane elidala nxa lilokukhala okuzwakala ukuthi wonke esazi ngawo ayabe lokubuthana kwejubilee futhi ayesuka eqonde eningizimu ahambelani phansi khonale lapho okungelamqani manje nxa uNkulunkulu esipha idada umuzwa oyenele ukwazi ukuthi ifike njani umqani kumele yena aphe kanjani ibandla na nxa idada lingakwenza lokhu ngomzwa ngedwa umoya ongcwele ke ebandleni kumele kusikholele thina sisuke kumkhubo emdala lezivuma nkolo lezinto siye enkazimulweni emangalisayo yobhabhathizo kamoya ongcwele kuletha amandla ulwazi ukubekezela ubuNkulunkulu futhi lo moya ongcwele yikho umholi oqotho okukhokhelayo ngoba yena kayi kuphefumula lutho kodwa ivangeli ilizwi nje likaNkulunkulu qiniso ufuna umholi lapha amadoda ahlakaniphileyo ayengazi lutho ngonkulunkulu babe senza amasalamusi abamasalamusi babe phesheya empumalanga uyakwazi ibhayibheli lathi siyibonile inkanyezi yakhe empumalanga silande ukuzomkhonza yena babe vele entshonalanga bakhangela empumalanga futhi babona inkanyezi yakhe kumbe bakhangela entshonalanga babe sempumalanga besisempumalanga njalo sayibona inkanyezi yakhe entshonalanga bona sibonile inkanyezi yakhe empumalanga futhi bona babe sempumalanga lapho sisempumalanga sayibona inkanyezi futhi silande ukuzomkhonza yena sengathi nje ngibona labo bafo belungiselele ukuhamba sengathi ngibona omunye wabafazi babo esithi kuye wathi awubo upakitshile konke kodwa ingaphi inkombandlela yakho wathi angisoze ngiyisebenzise inkombandlela kulesi sikhathi wathi uzadlula njani ezintabeni khumbula kwakumele becaphe umfula uTigris futhi behle bequkume emafusini futhi le ngani babelo hambo beminyaka emibili begade amakamela babe zakwenza njani wathi awu awuthathi loba le nkombandlela wathi hatshi ngihamba njani ngihamba ngendlela kaNkulunkulu ephiweyo leyo nkanyezi phezulu le iza ngikhokhela ingise kuleyo nkosi yikho lokhu siyibonile inkanyezi yakhe empumalanga futhi silandelile yona yonke indlela lapho entshonalanga ukuzomkhonza yena ungaphi yena balandela indlela kaNkulunkulu ephiweyo babopheka okwesikhatshana ngequku lezivuma nkolo phansi le bafika eJerusalema futhi baqala ukuhamba phansi laphezulu esitaladeni laba bantu abaqoke kakuhle besithi ungaphi yena uzelweyo eyinkosi yabajuda awuke kwakuyinhloko leyo kwakuyijerusalema ngeqiniso ibandla elikhulu kufuze libe kwazi ulutho ngakho ungaphi yena uzelweyo eyinkosi yabajuda siyibonile inkanyezi yakhe empumalanga silande ukuzomkhonza yena ungaphi yena indaba baya ngale kumelusi sibanibani futhi la kupristi omkhulu sibanibani akula kubo oyesazi ulutho ngakho ngenxa yani ukhona oyedwa ozelweyo eyinkosi yabajuda ungaphi yena babengakwazi kodwa kwakukhona ixuku labelusi phandle le eceleni kweqaqa belesikhathi nje bona yebona umzana ngoba babeze ngendlela kaNkulunkulu ephiweyo ngakho bahlala khona lapho kuthi ngesikhatshana wathi ngizalitshela okumele sikwenze kumele sibe lo mhlangano webhodi ngakho bayibiza iCouncil yeSanhedrin futhi becabanga mhlawumbe babezwe ulutho ngakho khona hatshi kasazanga lutho ngakho kuyinto efanayo lamhlanje abakwazi lutho ngalumkhodi umoya ongcwele osilisayo ogcwalisayo osindisayo esiza njalo umholi owasitshela zonke lezi zinto ezenzakaleyo nanku silapha khona phakathi kwazo umdaluli wemicabango yenhliziyo abakwazi lutho ngakho bakubiza khona ukufunda ingqondo kumbe okunye abakwazi ukuthi bathini ngakho ngakho uyabona lawo madoda ahlakaniphileyo lapho kuphela khumbula lapho bengena eJerusalema inkanyezi yanyamalala futhi lapho kuphela udinga isivuma nkulu labantu benhlanganiso ukuthi bakukhokhele kuNkulunkulu usizo lukaNkulunkulu luyakuchiya kodwa lapho sebedinwe ngakho njalo bachiya izivuma nkulu lenhlanganiso zalabo bajuda ukuthi baphume eJerusalema ngakho-ke yayisibonakala njalo inkanyezi futhi bathaba ngentokozo enkulu kakhulu. Bambona umholi futhi. Oh, kunjani khona? Ungene ebandleni elidala eliqandayo, elibuthukuthuku, bese ubuyela kwelihle elivuthayo. Ubone umholi eholela kungumahluko onjani khona? Yebo, yibonile inkanyezi yakhe empumalanga. Futhi size ukuzomkhonza yena. Joshua wathi kubo, manje landelani umtshokotsho ngoba kalikaze libe sendleleni leyo. UNkulunkulu kasoza vumela umtshokotsho lowo ukuthi uhambe kwenye indlela ngaphandle kweqondileyo. Wonke umuntu wawulandela wona, futhi wona wacapha lona iJordani. Uyafana namhlanje ngomoya ongcwele. Yebona umzamo, into kuphela esiyaziyo ukuthi ngumoya ongcwele kumbe kayisuye. Siyabona ukubona ubonakaliswa kwakho, ubonakalisa ufakaza ilizwi likaNkulunkulu. Manje isikhathi esingaside esedluleyo, ixuku labazalwane babe le gazi lamafutha futhi uqondile konke enxa befuna ukwenza ngaleyo ndlela. Mina ngayisibo bufakazi kimi lobo, yikufakaza kombhalo. Bona lapho kuphela kufakaza lokho uNkulunkulu akuthole, konke kulungile. But leso yiso isizathu ulomoya ongcwele ulamafutha esandleni sakho. Manje mina angeke ngulandele lokho. Bona, hathi mina kangikholwa ukuthi amafutha alokwenza lakho, futhi nxa kuligazi elizasilisa lensindiso, kuyini okwenzakala egazini lenkosi uJesu Kristu? Nxa lawo mafutha esilisa imivivinya zakhe ke, bona ngiyathanda ukuthi umholi abuye, lokho kukuletha eqinisweni lelizwi. Ngakho ke uyakwazi ukhombe khona nta, futhi ulungele ukuba lusehla. Yikho sibili ulungiselela ukuphapha uhambe. Yebo nomzana, yebo ngenxa yani umholi nguye okwenza kube qotho. Ngilombhalo lapha bengiyiphile imbhalo, kodwa ngifuna ukubala lo uPetro wesibili isahluko 1 uverse 21. Ngoba isiprofetho kasibuyanga ngezikhathi zendulo ngentando yomuntu, kodwa ngamadoda kaNkulunkulu akhuluma lapho befuqa ngumoya ongcwele. Isiprofethi sabuya kanjani? Athi ngentando yomuntu, izivu mankolo zenhlangano, kodwa ngentando kaNkulunkulu lapho amadoda angcwele befuqa ngumoya ongcwele, yena uhlezi engumholi kaNkulunkulu. Kwakungumoya ongcwele owayesesikeni yomlilo, kwakungumoya ongcwele loba nguphi umuntu uyakwazi lo, kwakungukristu. Mose wachiya iJibhite wanaka ihlazo likaKristu lingcebo engcono kulaleyo eJibhite. UKristu wayenguye. Khawuke lapho besima phandle le futhi besithi, awu uthi indaba wena awuke dluli iminyaka engamathumi amahlanu obudala, futhi uthi wena wambona u-Abraham. Yena wathi, engakabi khona u-Abraham, ngikhona. Ungikhona nguye lo owahlangana noMose ensikeni yomlilo esixokwini esiphephayo. Yebo nomzana, yena wayengunkulunkulu enziwe inyama, hatshi umuntu wesithathu, umuntu ofanayo esikhundleni esitshiyeneyo, hatshi othixo abathathu, izikhundla ezintathu zikankulunkulu munye ngoqondile. Kulungile manje umbhalo, sonke isikhathi lapho uNkulunkulu esipha yena upha okudlula konke, lapho uNkulunkulu esipha indlela yokuvikela ibandla lakhe, yena wapha okudlula konke. Amen. Lapho esipha u-Adam lo Eva ensimini yase-Eden, lokho yena abapha khona kwakulilizwi lakhe. Ungahlala ngemva kwaleli lizwi futhi uyavikelwa, kodwa ungaphuma kulo lona. Ngelanga elidla ngalo liyakufa. UNkulunkulu kakazi atshintshe icebo lakhe, futhi lo Satan kakazi atshintshe elakhe. Ukuthi wangena njani ku-Adam lo Eva, ungena kubo lamhlanje. Indaba ngokuzama ukulicabangisisa lona. Manje kule ngqondo ukuthi uNkulunkulu angeke. UNkulunkulu uthini? Watsho uSatan, kodwa ngiqinisa uNkulunkulu ongcwele angeke akwenze lokho. Ngeqiniso yena uzakwenza, ngoba yena wathi uzakwenza yena. Futhi yikho abantu abakuthoyo lamhlanje. Manje mani awukholwa kathesi nxa ngingaya ebandleni njalo ngiphadala kwethumi kwami, futhi ngenze lokho okunye, uNkulunkulu uzangiphosa phansi lapha yini? Ngaphandle umuntu azalwe kutsha, kayi kuzwisisa la kancane umbuso kaNkulunkulu. Bona akula kulandula. Awu, indoda elupheleyo ehawulayo, owesifazane oseluphele ohawulayo, nanko umphefumulo osuluphele olungeleyo indlela kuphela abazafa bambona ngayo uNkulunkulu ikuzalwa kutsha kuphela zwi angilandaba bancane kanganani baluphele kanganani batsha kanganani benzeni bahambe kanganani ebandleni bazinhlanganiso ezingaki bangaphinda izivu mankolo ezingaki kumele uzalwe kutsha kungayisi lokho awukafiki lasesisekelweni ukuthi uqale yikho sibili ngakho uyabona ufuna umholi yena uza kuholela eqinisweni kuthi iqiniso lilizwi yena uyakulihola futhi kuhlezi kuyikho uNkulunkulu akudingi ukuthi atshintshe lutho ngoba yena kaguquki njalo yena kala siphelo futhi wazi okudlula konke yena usendaweni zonke yena uyakwazi konke yena uyena uyikho konke uqondile uNkulunkulu njalo ngakho ngakumelanga yena atshintshe kulungile yena ungumfakazi wendlela yena akukhokhela ngayo umoya ongcwele umholi ungumfakazi welizwi elifanayo yena alifundisayo manje uLuka waholwa ngumholi ukuthi athi kambanini emhlabeni wonke lithuma elivangeli kuso sonke isidalwa lo okholwayo njalo abhabhathizwe uyakusindiswa lo ongakholwayo uzalahlwa futhi lezi zibonakaliso ziza kubalandela laba abakholwayo ebizweni lami baza kukhupha amadimoni bakhulume ngendima ezintsha baphathe izinyoka banathe okubulalayo babeke izandla phezu kwabagulayo futhi bazasila futhi ibhayibheli lakutsho lokho baphume beqonde yonke indawo beholwa ngumholi uyazi bathumayela ilizwi lezibonakaliso zibalandela kwakuyini umholi efakaza ukuthi lokho kwakuliqiniso lokho kwakuyikwenza kukaNkulunkulu indlela okwakubekwe ngayo uhlelo lwakhe angeke yena atshintshe kukho ngoba yena kaguquki amen yena angeke atshintshe kukho uNkulunkulu yena ngingatshintsha mina ngingumuntu ungatshintsha ongowesilisa loba owesifazane kodwa uNkulunkulu angeke atshintshe ngingophelayo ngingenza amaphutha njalo ngitsho izinto kubi sonke thina singenza njalo kodwa uNkulunkulu angeke futhi abe nguNkulunkulu isinqumo sakhe sokuqala siphelele indlela uNkulunkulu asebenza ngayo endaweni iyo indlela afuza yenze ngayo yena sonke isikhathi nxa ebizwe endaweni ukuthi asindise isoni yena uyasisindisa phezu kwento yinye ngesikhathi esilandelayo isoni singabuya ufuze enze yena ngendlela efanayo kungasilokho yena wenza okungayisikho lapho senza okwakuqala amen ngiyamthanda yena ngiyakwazi kuliqiniso ngileminyaka engamathuma amahlanu lantathu ubudala sengileminyaka engamathuma amathathu lengxenye lapha ngithumayela ivangeli kangaze ngikubone khona kusehluleka ngikubonile khona kuvivinywa kasikhombisa emhlabeni wonke emlotsheni yonke yenkolo futhi lakho konke okuthile phambi kwabanenge phose abayingxenye yezigidi kwesinye isikhathi futhi khona kakukaze kwehluleke ngangikhulumi ngokuvela ebhukwini elithile ngikhuluma ngengihlangane lakho engikwazi ukuthi uNkulunkulu uyama ngemva kwelizwi lakhe futhi alihloniphe lona manje nxa ulohlobo oluthile lwesivuma nkolo kungangcono ukukhangele lokhu kodwa umoya ongcwele uzasekela ilizwi likaNkulunkulu uJohane onqwele isahluko 1 futhi kuverse 1 wathi yena ulilizwi yena ungumholi ekuqaleni kwakukhona ilizwi ilizwi lalilo uNkulunkulu futhi ilizwi lalinguNkulunkulu futhi ilizwi lenziwa inyama lahlala phakathi kwethu mina bo uPetro waholelwa ukuthi athi umsebenzi 2:38 ukuthi wemkela njani umoya ongcwele wathi phendukani lonke omunye lamunye wenu bese libhabhathizwe ebizweni lenkosi Jesu Kristu ukuze lithethelelwe izono zenu futhi ke umholi uzalithatha kusukusela lapho yebo hiyo into yokwenza uqala phenduka ezonweni zakho ukungakholwa kwakho ukuthi kawukholwanga izinto lezi phenduka futhi ke ubhabhathizwe futhi ke umholi uzakuthatha kusukela lapho bona umlandu wakho ukuthi uphenduke umlandu wakho ukuthi ubhabhathizwe ngakho kungumlandu kamholi ukuthi akuthathe kusukela lapho akuholele suka emadlelweni uye elwazini uye ekuzithibeni uye ekubekezeleleni ubuNkulunkulu njalo lasekuthandeni abazalwane lo moya engcwele akubeke uphawu bona ngakho uyisimo esipheleleyo sikaNkulunkulu indoda eqotho kaNkulunkulu owesifazana oqotho kaNkulunkulu egxiliswe khona kuKristu ngiyakuthanda lokho ukugxiliswa khona kuKristu Yebo uMakho waholwa ngumoya ongcwele. Ubhala uMakho 16 kunjalo. John waholwa lapho ebhala isambulo. Wayekhokhelwa ngumholi. Wayeholelwa ngumholi ukuthi athi noma ngubani ozasusa ilizwi elilodwa kukho kumbe engeze ilizwi elilodwa kukho okufanayo kuzokususwa ingxenye yakhe ebhukwini lokuphila. Manje uza kutintsha njani ngokunye kulelizwi likaNkulunkulu ukuthi ube lokho usithi ukhokhelwa ngumoya ongcwele na? Akula ngqondo kulayo yini hathi unumzane akula yena ube ngumkholi wami phakathi kwempilo yena ungiholele empilweni nguye yena owangiholela empilweni futhi yena uyimpilo yami ngingelaye yena kangilampilo ngingelaye yena kangifuna okunye yena uyikho okwami konke kukho konke ngamahola ohlupho lwami yena uma lami izolo ungibusisile yena namhlanje benze okufanayo ngingakhangelelana ukufanayo njalo idunyiswe ibizo lakhe amen yebo numzana yena wakuthembisa khona uza kwenza yena uyimpilo yami yena ungumkholi wami konke kukho konke ngimethembile yena ngike ngaba lezilimo ezimbalwa ezilukhuni ngiyamethemba yena konke lapho engiya khona ngifuna lawe ukwenze nxa isiya kwacha lina bafazi methembeni yena nxa usehla edolobheni methembe yena ngilesinye isikhathi lapho engangicabanga ukuthi ngingani ngiyintshantshu yomuntu wemahlathini uyakwazi ngazingela kakhulukazi ngacabanga angilaphutha nje akula ozangi awungeke ulahlekelwe yimi umama wami wayingxenye yomindiya futhi ngakuthanda lokho oh mina bo awungeke ulahlekelwe yimi emahlathini ngiyakwazi ukuthi ngingapi futhi ngasuka ngekhefu lami lokusanda shot ngangingani ngimqibile kancane unkosikazi wami ngamtshela uyakwazi sithandwa kuza kuba into enhle kithi ukuthi sichate singamachumi amabili lantathu kumfumfu ngoba hikho lapho inkosi yangitshela ukuthi ngikwenze khona futhi ngacabanga manje ngokwekhefu elincane lokusanda shot ngagcina imali yami ukuthi ngiza kuhambisa ngase Niagara Falls futhi senyuke Adirondack njalo sizingele kancane bona ngakho ngamthatha yena lo Billy waye seseyinto nje encinyane futhi ke ngamhambisa kukhefu lokusanda shada futhi kwakulo hambo lokuya zingela futhi uyazi ngakho ngacaba ngalokho kuyabe kuyinto enhle yokwenza futhi ke ngamhambisa njalo ngabhalela uNudenton umgcini wegusu futhi zasiqansa eHurricane Mountain futhi ngathi Nudenton ngiyabuya ngifuna ukuzingela ibhere lawo isikhathi somqando futhi wathi kulungile Billy woza ngakho wathi izabe ngiphezulu khonale ngelanga elithize thize awu unkosikazi lami safika khona masinya ngelanga elilodwa lo Billy futhi ke indlu yamaplanka yayikhiwe kwakulo kwakuyisakhiwo okuncane eguswini lapho umfowethu Fred Sotman lamsaya khona kungasi ekudeni okwedluleyo njalo sama khona umoya ongcwele ngambona yena emi lapho lokho kukhanya okulithanga kunyakaze ehlathini futhi lo Fred emi khonapho yena wathi buya eceleni ngifuna ukukhuluma lawe kusasa wathi qaphele bakuthile bo wathi uqaphele yikho yini mfowethu Fred futhi ngahamba ngayatshela amakhulu abantu kulobo busuku le eVermont ngathi kukhona umjibila obekelwe mina ngiza kubona wo ngikwazi ukuthi kungapi futhi khona lobo busuku obulandelayo nanko kwabuya nanko kwabakhona wathi nanko umjibila okuthileyo yebo nomzamo kodwa umoya ongcwele wangikhokhela ukuthi ngenzeni futhi omina lokho kwakuqondile nje oh abaningi benu liyakwazi ukuthi kwakuyini kangila sikhathi sokukhuluma kodwa ngimi lapha kule ndawo ngaleso isikhathi kwaqala nje ukuqanda ngalolo suku uNudenton waye zabuya ngosuku olulandelayo ngathi uyakwazi sithando ngaba kuhle nxa ngingathola enkulu inyamazana yokuhambisa ekhaya ngathi sasenze kwakumele ngigcine lawa maphen njalo sasisanda kushada futhi ngathi sizathola inyama yethu yobusika nxa ngingazingela kancane lamuhla futhi wase sithi awu qubeka Billy wathi manje ukhumbule ngangazi ngibe semahlathini la watsho wayesezintabeni phose amamayela angamajuma amabili lanhlanu uyazi futhi wathi kangazi lutho ngalokho futhi wathi ngakho ngathi hawuke manje uyakhumbula kwakuyiminyaka emibili edluleyo engabulala lawo mabheri amathathu kwakuyilapho emuva phezu kwesiqongo sentaba phesheya le futhi ngathi kathesi ngizathatha inyamazana enkulu bese ngiyithatha lebhere njalo ngathi siza kuba lenyama yethu yobusika. Awu lokho kwazakala kukuhle kakhulu. Uyazi futhi sadobha ama blackberry njalo sathatha lamalahle alobo busika. Futhi ke uBhili wawathengisa futhi uMida lami sawathatha ntambama sengichayisile ekubhodeni kwami. Ngakho ke ngathi kuhle ngiyathatha umpopo wami ngiyaphansi lapho ngathi zigcwele izinyamazana ezilempondo ezisangaja phakathi lapho ngizadinga eyodwa futhi ngathi uyakwazi ngizayithola ngathi ngakho ngizayithola futhi ngathi siza ngizaphenduka okwesikhatshana wathi kulungile. Ngakho lapho ngisuka kwakungani kugubuze futhi loba ngubani lina bantu benyu hampshiye futhi phezu ngale eNew England liyakwazi ukuthi kuthoni lapho leyo nkungu isehla phansi loba ngapi kwenye indawo ezintabeni ngawukwazi lapho okhona yikho konke awungeke ubone isandla sakho phambi kwakho. Ngakho ngasuka ngehla phakathi okhunini oluncane olunjalo ngisehla phansi futhi ngaya phesheya kwedundulu ngase ngikhuphuka futhi ngananzelela uhlobo lwengwe lingayibiza njalo lapha kulesi sigaba selizwe siyibiza yona entshonalanga isilwane sasezintabeni basibiza phezulu ngale isilwane sezintabeni konke inyamazane efanayo iphuma lokho sibili eyikho umangoyo ofanayo phose amafiti ayisificamunwe munye ubude isinda phose ikhulu lamachuma amahlanu amakhulu amabili amapawundi yacapha umgwaqo futhi ngehlisa umbhobho masinyane kakhulu hathi masinya ukuthi ngidubule. Kawuke ngaqansa ngaqobeka phezu koqaqa ngagijimisa linyamazana enjengesilwane ngikhangele amahlamvu lapho eyayihambe khona. Uyazi ngangiyizwa yayile nyawo ezine ngangikwazi yayingayisiyo inyamazana elenyawo ezimbili ilenyawo ezine futhi ngabakwazi yayingayisiyo inyamazana elempondo ezisangatsha ngoba inyamazana elempondo ezisangatsha ihamba ichayelela phansi inyawo futhi yona yayinyonyoba kalula sibili umangoyo. Uyazi njalo nje ukuthi ibhere nxa lihamba liyagoqa inyawo zalo futhi ngabakwazi kumele kube isilwane sentaba futhi sasingemva kwesigodo njalo angisibona ngaze ngasithi chazi sasesihambile futhi ngakhangela lapho esanyakazisa amahlamvu uyazi phezulu esiqongweni sentaba futhi yehla kanje futhi ngangikhangelanga lelo yezi lisiza sonke isikhathi uyazi kusehla inkungu nganyonyobela phansi ngehla phakathi kwesihotsha esikhulu njalo ngaphuma phandle kuma giants ngilandela lesi silwane sentaba ngacabanga ngiza kubamba ngesikhatshana ngangibona indawo futhi ngigijime phezulu esiqongweni njalo ngikhangele yonke indawo njengalokhu njalo ngilunguze yonke indawo ngibone nxa ngingabona yena ngilalelisise kakhulu njalo ngehle phansi nginyonyobele phansi njalo wawusizwa izigodo zisephuka phambili kakhulu kulami lapho siphuma bona sasichaya izihlahla ke ukuze ngingasi lunti bona sahlakanipha senyuka ezihlahleni njalo seqa sisuka esihlahleni sisiya kwesinye ngakho sabakwazi ngangingeke ngisilonde khonale o ngacabanga o kungeselani futhi ngaqala ukuphenduka phezulu kodonga futhi ngaphembela ibhere elidala eliduna ngacabanga ngizalibamba kathesi kufana kuhle lokho ngaphembela futhi njalo ngahamba phambili kancane futhi ngakhangela imihlobo yonke yezibonakaliso lakho konke ngangibonanga lutho ngabuyela ngiphenduka phansi njalo ngahamba ngibuyela phansi kwelinye icele lentaba futhi ngaqala ukunanzelela sokusiba lenkungu kancane futhi ngaphembela njalo lalise moyeni kwenye indawo ngathi hatch gates kwenzakale umoya wawusiza ngalindlela njalo ngafika umnuko webheri wawusiza uvela ngapha phansi leya indlela futhi ngasengicaphile ngabhota manje futhi lo moya usubuya ngaleli elinye icele ngakho sekumele ngibuyele lapho engiliphembele khona ibheri okwakuqala bese ngiqalela khona lapho futhi endleleni yami ngibuyele ngakhangela phesheya kodonga ngabona izicubu zinyakaza futhi lapho ngikwenza okunye okumnyama kwanyakaza ngacabanga nantiyana lona ngaphosa uhlamba empobhweni masinyane sibili futhi ngamampo futhi lapho kusenza kwakuyinyamazana enkulu kakhulu yona ngacabanga yikho vele ebengufuna kungesenani ngayidubula linyamazana ngacabanga awubo ngangizange nginanzelele ukuthi kwase kungathi ngesikhathi ngiqeda ukuyilungisa. Ngakhangela, ahlambulula izandla zami njalo ngalungisa ingqamu yami, ngayibuyisela futhi ngacabanga udumo kuNkulunkulu. Ngiyabonga Nkosi Jesu, wena usinike inyama yobusika, udumo kuNkulunkulu. Futhi ngathatha umpopo wami ngacabanga izabuyela khona ngodonga phezu lapho kathesi. Ngathi khangela lapha mfana, isiphepho siyeza, kungcono ngisuke lapha njalo ngibuyele ngale kumida labanye. Ngathi kufuze ngiphangise phezu kodonga. Ngahamba ngakoponula ijazi lami elikhulu elibomvu njalo ngangigijima phezu kodonga kanje ngibhoda into yakuqala. Uyazi ngacabanga mina bo ngijike ngapi, umoya wawusu vele usuyehlile, izihlahla zichayana ndawonye. Ngacabanga kanti ngijike ngapi, ngabhoda. Ngangingakwazi, ngangihamba ngiqonde khona eHurricane Mountain, kodwa kwenzeka ngama futhi ngangiphuma izithukuthuku. Ngacabanga kanti yini uhlupho la, sengihambe ingxenye yehola kumbe amakota amathathu futhi angifumani leyo ndawo engijike kuyo. Ngakhangela phezulu futhi nanso ilengile inyamazana yami elempondo ezisankatha. Ngangikhona kanye endaweni efanayo. Ngacabanga awu sengenzeni, awu ngasuka njalo ngacabanga kathesi ngizafika. Bengingananzeleli nje, ngakhangela konke ukunyakaza okuncane yonke indawo. Ngikhangele ngaqhubeka ngidinga lawo mayeze qubuka. Ngabakwazi isiphepho sonqoqano siyeza, inkungu ilengele phansi. Futhi-ke ngaqala ukunanzelela, ngacabanga ngizaya phambidlana kancane. Ngaqhubeka ngaye, ngaqhubeka futhi ngacabanga khawuke akuzwiseki lokho. Ukhangeleka ngani, ngike ngayibona lindawo ekuqaliseni. Futhi ngakhangela futhi nanso ilengile inyamazana yami elempondo esisankatsha. Bona uyakwazi ukuthi ngangikuphi, ama-India akubiza bekuthi uhambo lokufa. Bona uhamba isidingilizi ubhoda. Awu ngacabanga ukuthi ngangingumholi owazi kakhulu ongeke alahleke. Bona ngangingatshelwa yilutho eguswini, ngangisazi indlela zonke. Bona futhi ngasuka njalo ngathi angeke ngenze leli phutha. Futhi ngaphenduka njalo ngaqansa udonga ibangana elincane. Manje-ke kwase kuqalile ukuvunguza omina bo ungqoqwane yonke indawo pho sesokusiba mnyama. Futhi ngabakwazi ukuthi uMitha uza kufa ngalobo busuku enhlane. Wayengakwazi ukuthi azigcine njani. Futhi lo Billy wayephose ukuba le minyaka emine ubudala, emithathu ubudala, into nje incinyane. Futhi ngacabanga baza kwenza njani. Hawu, ngasengize ngafika lapha njalo nganyathela umbheda wotshanana obusabulembu. Ngacabanga ngisendaweni eligceke futhi angiboni lutho, konke yinkungu. Ngasengihamba ngibhoda kathesi. Ngokwejwayelekileyo ngangizazitholela indawo bese ngihlala. Nxa ngangihamba nomunye ngangizahlala njalo ngimelele isiphepho siphele usuku kumbe ezimbili, bese ngiphuma phandle ngisike isiqephu sami senyamazana lempondo esisangatsha phezulu emva kwami. Futhi ngingene ngidle njalo ngikhohlwe ngakho. Kodwa awungeke wenze lokho, umkakho losane lwakho belapho eguswini besifa. Bona ngakho ngaqala ukucabanga kuyini engingakwenza. Ngakho ngaqhubekela phambili kancane futhi ngacabanga kathesi mana lapha capha leso sihotsha sokuqala umoya wawusebusweni bami. Ngakho ngingabe ngibuye ngale indlela, kufuze ngibuye ngale indlela. Futhi ngase ngizule khona phansi kuma-dines kodwa ngangazanga ukuthi ngangingaphi. Ngathi oh, ngaqala ukwethuka futhi ngacabanga mana umzuzu Billy kawula hlekanga. Ngizama ukuziyenga, awungeke ukukhohlise khona. Hatshi leso sazela sangaphakathi siyakutshela uphambanisile. Oh, uzama ukuthi uthi oh ngisindisiwe ngihamba ebandleni ungakhathazeki, melela kuze kufike lo mbheda wokufa futhi uzabakwazi lokho kulo mehluko. Isazela sakho siyakutshela, enye into ngaphakathi kwakho iyakutshela uphambanisile. Bona uyakwazi nxa usifa awungeke uhlangane lo Nkulunkulu ongcwele njengoba simbonile yena ebusuku obedluleyo. Lezi ngilozi ezingcwele kumele zimboze ubuso bazo ukuze zime phambi kwakhe. Uzakuma njani ngaphandle kwegazi lika Jesu Kristu ukuthi likumboze na? Ngacabanga oh ngizafika. Ngaqala ukuhamba futhi ngathola ukuthi lokho ngisizwa enye into. Ngakho-ke ngethuka futhi ngacabanga kathesi nxa ngingenza lokho ngizakuba izicucu. Yikho kujwayele ukwenziwa ngumuntu olahlekileyo. Uba izicucu ekuswini, ngakho uyathatha umpopo wakhe azidubule kumbe awele egodini njalo ephula unyawo lwakhe futhi alale lapho, uyakufela khonapho. Ngakho ngacabanga ngizakwenza njani. Ngakho ngaqala ukuhamba futhi ngaqhubeka ngisizwa enye into isithi ngilusizo olukhona ngesikhathi sokuhlupheka. Ngaqhubeka nje ngihamba, ngacabanga kathesi ngiyakwazi sekungani sengiphuma kancane kathesi ngizwa ilizwi likhuluma lami. Ngaqhubeka nje ngihamba, ngahamba itimeless. Uyazi ngacabanga manje angilahlekanga, uyakwazi lapho khona mfana. Kanti kuyini uhlupho ngawe? Awungeke ulahleke, uyintshantshu kakhulu yomzingeli. Awungeke ulahleke, ngiziqenya ngokwami, uyazi ngizikhohlisa ngokwami. Awungeke ukukhohlise khona phansi lapha kule vili elincinyane eliphodayo lithi mfana ulahlekile. Futhi uyakwazi ukuthi kunjani, bona ulahlekile. Ngaqhubeka ngihamba, angilahlekanga, ngizalunga, ngizathola indlela yokuphuma. Izinto zaqala ukukhangeleka zingazwisiseki. Imimoya iseduze, ungqoqwane waqala ukuphephuka, ungqoqwane omncane onjengomnqutshu. Siwubiza wona, ukhafulela phansi. Ngacabanga unkosikazi losani angi, ngacabanga mina bo. Khona njalo ngezwa lokho futhi kwathi yilusizo olukhona ngesikhathi sokuhlupheka. Futhi ngangingumthumayeli wevangeli lapho, ngithumayela khona lapho eThebhanekeli. Ngakho ngacabanga, hawubo, ngingenza. Ngama ngakhangela yonke indawo njalo kwasokule nkungu kudala phansi kathesi. Nga kwasokuyikho lokho, akula okwakungenziwa lapho. Ngacabanga, ngingenzani. Ngacabanga mnumzana, angifanelanga uphile. Bengizithemba kakhulu, bengicabanga ukuthi ngingumzingeli, kodwa angisuyo. Futhi mfowethu, ngihlezi ngimethembile yena. Ukudubula kulotshiwe phezulu ngani, futhi ukuba ngumgoli wenhlansi ngingulo owehluleka. Kodwa ngihlezi ngimethembile yena. Ukunemba ngehluleka ukunemba, kodwa yena ungenze ngaba yintshantshu yomhlaba kulokho. Bona ukudubula inyamazana elempondo ezisangada, umayadi angamakhulu ayisikhombisa, isificamunwe munye nilombhobho phezulu lapha owabulala amathumi amathathu lanhlanu umhlambi wenyamazana zeganga. Ngingakhuthanga ukunemba ngawo, bala nje lokho lo bangaphi. Nxa usenelisa bona, hathi mina kunguye, ngimethembile yena. Nanko ngangilapho, ngacabanga ngingenzani, ngingenzani. Ngaqhubeka lokho ngisondela eduze eduze, ngilusizo olukhona ngesikhathi sokuhlupheka, usizo olukhona khonapho. Ngacabanga uNkulunkulu yini okhuluma lami. Ngakhupha ingwane yami, ngangile ngwane yami yokubhoda, ngihlola ngiguqelwe ngesifinyo esibomvu kuyo. Ngangiyibeka phansi, ngakhupha ijazi lami laselimanzi futhi ngabeka ijazi lami phansi, ngamisa umbhobho wami eceleni kwesihlahla. Ngathi baba osezulwini, kathesi sengiphambana ngiyizwa ilizwi likhuluma lami, nguwe yini? Ngathi Nkosi, ngizavuma kuwe ukuthi ngangisuye umzingeni, ngangisuye angikwanisi ukuthola indlela yami. Wena kufuze ungincede, kangifanelanga ukuphila lokwenza izinto engizenzileyo. Ukubuya lapha lokucabanga ukuthi ngiyazi kakhulu ngakho, okokuthi angeke ngilahleke, ngiyakufuna wena Nkosi. Unkosikazi wami ungumfazi olungileyo, usane lwami umfanyana wami unina sowahamba, lalo uzama ukuba ngumama kuye, njalo ngisanda kumthatha. Futhi nangu elapha umntwana khona ngale eguswini, bonke baza kufa ebusuku. Lo muntu kuzaqanda kwehle phansi ngechumi phansi kwezero, njalo abasoze bazi ukuthi baphile njani, baza kufa ebusuku. Ungabayekeli besifa Nkulunkulu, ngihambise kubo ukuze ngibone ukuthi kabafi. Ngilahlekile, ngilahlekile Nkulunkulu, angikwanisi ukuthola indlela. Awungeke wena ungisize, futhi uthethelele mina ngendlela yami yobu mina. Angeke ngenze lutho wena ungeke, wena ungumholi wami, wena ngisize Nkosi. Ngasukuma njalo ngathi amen, ngadobha isifinyo sami, ijazi lami ngalidobha, ngagqoka njalo ingwane yami, ngadobha umpopo wami, ngathi kathesi ngizazilungisa ngendlela sibili engcono engiyazi ukuhamba ngayo. Ngokuzwisisa kwami sibili okungcono, njalo ngizahle ngihambe khonapho indlela eyodwa, ngoba ngibhoda sigombolozi kwenye indawo, angikwazi ngaphi. Kodwa ngizahamba ngendlela ongitshela yona, Nkosi Nkulunkulu mholi wami. ngaqalisa ukuhamba ngale indlela ngathi le yiyo njalo kumele ngizenze ngikholwe khona ngihamba ngale indlela ngiqonda kule indlela kangisuzi ngiphambule ngizahamba ngale indlela ngiyakwazi ngiqondile ngizahamba kule indlela nxa ngabe ngahamba leyana indlela ngangizabe ngisiya phesheya eCanada bona khonapho nje ngezwa olunye ulutho lungithinta ehlombe sandla kwazwakala njengesandla somuntu ngakho masinya ngachebilika ukuthi ngikhangele kwakungela muntu omi khonapho nganakana bekuyini lokho nanti ibhayibhili liphambi kwami unkulunkulu umholi wami nomahluleli umi lapho ngakhangela nje phezulu futhi emuva ngale indlela inkungu yancibilika yaphe ngaze ngenelisa ukubona umphongolo ophezu kwe-Hurricane Mountain ngihamba ngiqonde nta ngisuka kuyo ngobungcono bami bokwenelisa ukuzingela ngangisuka kukho selisiba mathunzi ntambama khonapho ngachibilika masinyane sibili ngiziqondisa njengalokhu ngabamba ingwane yami ngase ngiphakamisa izandla zami ngathi ngiholele phesheya nkulunkulu wenu ungumholi wami ngasuka ngahamba ngiqondile khona phezu kwamadundulu futhi lakho konke ukuyafika khona kusihlwa futhi kusihlwa ngakho-ke kwabamnyama inyamazana ezilempondo ezisangatsha zaziseqa phambi kwami njalo lakho konke ngangingasacabangi ngalutho kodwa ngazigcina ngisendleleni eyodwa khona phezu kwalintaba futhi ngiyakwazi nxa ngingafika emphongolweni umnu Denton lam sancedisa ukubeka intambo phezulu entwasi sabophela intambo yefoni isuka e-Hurricane Mountain yonke indlela isehla phose amamayela amathathu lengxenye kumbe amane yehla yaze yafika enkambeni futhi yahamba yehla ngendlela encane kodwa unqoqwane olapho kwawungeke uyibone indlela boni futhi nomoya uvunguza njalo lakho konke kwakumnyama lesiphepho sengqoqwane njalo siphephetha kwawungeke utsho lapho okhona awu into kuphela engayazi ukuyenza ngemva kokuba sekumnyama futhi ngangingakwazi ngiyakwazi ngangihamba ngendlela eyodwa njalo khona phezu entabeni ngoba ngangifanele ngihambe esiqongweni sentaba futhi nomphongolo kwawumi khona esiqongweni sentaba futhi nganginama mayela phose ayisithupha ukuthi ngifike kukho cabanga nje leyo nkungu iphela amamayela ayisithupha igodi nje elilodwa ngize ngibone yona futhi-ke ngangithwala umphopho wami kulesi isandla njalo ngiphakamise lesi isandla ngoba ngangibophele intambo ezihlahleni njengalokho kusiya phansi intambo zamafoni zisiya endlini yamaplanka ukuze akhulume lo nkosikazi wakhe njalo afone kusukela khonale kusukela entabeni futhi ngangizamncedisa ayehlise phansi ngesikhathi sekwindla futhi ngangiphakamise isandla sami kanje ngisithi oh nkulunkulu ngekele ngithinte leyo ntambo ngihambe futhi le ngalo yami yasiba buhlungu kakhulu idinwe ngangingeke nje ngiyibambe yona futhi ngangiyehlisa phansi futhi ngangitshintsha umbhobho njalo ngiwufake kulesiyana ngibuyele izinyathelo ezimbili emuva ukuze ngibe leqiniso angiyikukhutha khona bese ngiphakamisela isandla sami phezulu ngiqalise ukuhamba selimathunzi sekumnyama umoya uvunguza o ngangibamba ugatsha ngangisithi yikho khona hatshi kayisikho o kwapha ukungavumeli khona ukhale ngelizwi elingazwakaliyo ngemva kwesikhathi lapho sengilungiselele ukudela isandla sami satshaya ulutho o mina bo ngase ngitholiwe lapho ngilahlekile ngabambelela kuleyo ntambo ngawisela umphopho phansi ngakhulula ingwane yami ekhanda futhi ngema lapho ngathi oh nkulunkulu umuzwa onjani ukufunyanwa lapho ulahlekile ngathi kuze kuthi khona phansi ekucineni kwalintambo angisoze ngiyeke ngizabambelela entanjeni le iza ngikholela khona iqonde lapho khona okulele othandekayo kwami okusemhlabeni khona phansi lapho unkosikazi wami lo sani ngokuphaphazela bengazi lapho engikhona bengakwazi ukubasa umlilo bengakwazi ukuthi benzeni le mimoya ivunguza le ngatsha zisephuka njalo zisiwa ezihlahleni ngangingeke ngiqale ukuyekela leyo ntambo ngayibamba leyo ntambo yaze yangiholela khona kanye lapho konke okwakulo uthandeka kimi emhlabeni. leso kwakuyisenzakalo esesabekayo futhi isenzakalo esikhulu ngikuthola indlela yami yokuphuma kodwa lokho kwakungesiyo lengxenye yakho ngelinye ilanga ngangilahlekile esonweni ngaya ibandla ngebandla izama ukuthola ukuthile ngahamba ku-Seventh Day Adventist bangitshela gcina isabatha yekela ukudla inyama ngaya ebandleni lama-Baptist ibandla lakuqala lama-Baptist kwathi sukuma nje futhi ubatshele ukuthi uyakholwa uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu bese ngikubhaphathisa yikho lokho kwakungela lutho kodwa ngelinye ilanga ngaphandle eshedini yamalahle ngaphakamisa izandla zami ngabamba ukuthile kumbe mangithi okuthile kwambamba kwakuyintambo yempilo umhole futhi yena sengihole wangigcina ngaze ngafika lapha ngangiyikususa isandla sami kuleyo wayini ngibambelele ngezandla zami kuwe yekela izivuma nkulu inhlanganiso zenze loba yini ezifuna ukwenza ngibambelele kumhole ngoba konke okwake kwaba semhlabeni njalo lakho konke okusezulwini loba yini eligugu kimi kusekucineni kwentambo leyi yena ungilethe ngigcinakele kwaze kwaba ngathesi ngizamethemba yena yonke indlela lapho yena umoya ongcwele esebuyile yena uza kungihola njalo ekukhokhele kulo lonke bangani khona kungilethe lapho engikhona lamhlanje khona kungenze ngaba engiyikho wokuthaba ngingalazisa khona kini kuye kuphela umholi engikwazi ulutho ngaye okwalapha emhlabeni kumbe phezulu ngani yena ungumholi wami lapho ngisiya zingela ungumholi wami yena lapho ngisiya thiya inhlanzi ungumholi wami yena lapho ngikhuluma lomunye ungumholi wami lapho ngichumayela ungumholi wami lapho ngilala futhi lapho ngifike kufeni yena uyabe emile emfuleni uzangiholela mina phakathi endleleni angikwesaba okubi ngoba wena ulami intonga yakho lodondolo lwakho kuzangiqondisa njalo kungiholele ngaphesheya komfula kasikhuleke nini baba osezulwini ngiyabonga ngomkhulu lo yena ongikhokhelayo oh kwesinye isikhathi baba angimuzwa yena eduze kwami ngiba lokwesaba ngimfuna yena eduze lami ngoba kangikwazi isikhathi engizagijimela phezulu emfuleni ngifuna yena ebeseduze lami ungavele ungijiye mina nkosi angeke ngikhulume angeke ngitshumayele angeke ngizingele emaguswini angeke ngithiye inhlanzi ekhunjini angeke ngitshayele imota yami akulalutho engingalwenza wena ungekho wena ungumholi wami ngithokoza kanjani ukutsho kuleli bandla kulobo busuku ukuthi wena ungihole njani ezintweni zonke lezi ukuthi wena ungilethe njani ngangicabanga ngolunye usuku iminyaka nje embalwa edluleyo ngimi phansi lapha esitaladeni futhi ngoba imuli yami yayiphambanisile akula owayekhuluma lami ngangilesizungu sokudlelana akula owafuna ukwenza ulutho ngami bathi uyise uyisidakwa futhi inkosi wabona akula owayeza khuluma lami ukuthi ngiyabathanda abantu kodwa ngelinye ilanga lapho ngibamba leyo ntambo kathesi ngiyanakana nkosi kumele nginyonyobe ngisuke njalo ngiphume ngiyenhlane ukuyaphumula kwenziwa yikuyini khona hatshi ubuntu hatshi imfundo angilakho kodwa kwakunguwe nkosi wena nkosi wena ungivumele ngakhomba khona sibili inhloso wena ungivumele ngabamba inhlanzi enkulu ngoba wena uyakwazi ngangifuna ukukwenza khona wena ungiphile obaba labomama wena ungiphile abafo wethu labodade wethu ungiphile wena impila kahle ungiphile wena umfazi wangipha wena imuli ungumholi wami wena nkosi yekela ngibambe isandla sakho ungaveli wekele ngisiyeke nxa esinye isandla sidino ngiza kutshintsha izandla ngisize mina nkosi futhi kathesi makuthi omunye lamunye phakathi lapha abambe leyo ntambo yempilo efanayo nkosi umoya ongcwele oyimpilo yethu umthombo opha impilo futhi makusiholele thina sonke elizweni loku thokoza phesheya lapho ukujikajika empilweni sekuphelile futhi le msebenzi wethu emhlabeni usuwenziwe futhi ke kakusoze kube khona ukuluphala Agula bantu abakuthakathaka. Agula futhi kukhathala ebusuku. Agula kukhala lokukhuleka. Agula kubiza elathini. Kodwa siyaba batsha khona ngale laphakade. Imikhuhlane lensizi yabe kungasela isono. Futhi sizaphila ekulungeni kukaNkulunkulu phakathi kwezikhathi eziza kuza. Phakathi kokungapheliyo okungelakuma. Siphe khona baba. Futhi kathesiba ngabe khona abanye lapha kulobu busuku abangakaze babambe leyo ntambo yempilo makuthi beyithole yona khona kathesi futhi makuthi umoya ongcwele yena ongiholileyo futhi ngingathi kuvela enhlizweni yami lesandla sami siselizwini lakho yena uhleze eqondile ngiyaphambanisa ezikhathini eziningi kodwa uqondile yena mekele yena ahlale la Nkosi ngekele ngihlale la futhi makuthi abanye phakathi lapha abangamaziyo yena kulobu busuku makuthi babambe isandla sakhe esingaguqukiyo ukuze baholelwe enhla. Futhi kwelinye ila yaphumela phandle emfuleni yabe kulenkungu ngalokho kuse futhi ulwandle oludala yabe lubhonga iJordan endala gagasi ikhukhula ukufa kuhisha impilo iphuma kithi kodwa Nkulunkulu angisoze ngesabi ngakuqeda esikhathini eside sidlulayo ngifuna nje ukukhulula ingowane njengeqawe ngithibilike ngithalaze emuva phansi endleleni ukuthi ngibone lapho leyo ntambo engiholela khona ngibone yonke inhlane engindlule kuyo layo yonke indlela elameva njalo layo yonke inqwaba yamatshe engahluzuka kuyo kodwa ngibambe iwayila njengoba wena watsho imbongi yatsho abanye phakathi kwamanzi abanye phakathi kwezikhukhu abanye phakathi kokuvivinywa okujulileyo kodwa bonke phakathi kwegazi futhi ngifuna ukuthatha lokho inkembe endala lapho yona engivikele endleleni yonke kuthi yona ngihlohlele ibuyele esikhwameni sayo ngiklabalale baba thumela isikepe phesheya ekuseni lokho sembuye ekhaya wena uyabe ukhona Nkosi wena ukuthembisile khona wena awungeke wehluleke busisa wonke olapha kathesi futhi nqa bengakwazi ukubamba lintambo futhi bengakaze bayithinte yona makuthi izandla ezingcwele ziphakame kathesi ezifunayo izandla ezifisayo izandla futhi zithinte intambo yempilo ezabakhokhela kulokho okufiswa inhliziyo yabo ukuthula okuphelele lokusithiseka ukuphumula kuChrist amakhanda ethu ekhotheme ungaba lezandla ezingaphakama futhi zithi ngivumele mina bamba esami isandla oh Nkulunkulu akubusise lapho indlela isiba lokudana Nkosi eligugu hlala eduze lapho impilo yami phose isiphelile ngizakuma emfuleni hola inyawo zami bamba isandla sami thatha isandla sami Nkosi eligugu ngiholele kungaba khona omunye ongaphakamisa isandla athi Nkosi ngifuna ukuzwa ukuthinta kwentambo yempilo kulobo busuku ngifuna ukuzwa ukuthi uKristu usethethelele izono zami njalo ngifuna ukuba yisidalwa esitsha kusukela kuleli hola kusiya phambili uNkulunkulu akubusise ngaba lomunye ongathi ngivumele ngikuthinte wena Nkosi yekele ngilahlekelwe yimina uNkulunkulu akubusise dadewethu yekele ngizilahle futhi ngiyithole yona Nkosi kuwe uNkulunkulu akubusise futhi uNkulunkulu akubusise kulungile yekele ngilahlekelwe yimina Nkosi yekele ngikhohlwe uNkulunkulu akubusise mfowethu yekele uNkulunkulu akubusise dadewethu yekele ngilahlekelwe lulwazi lwami lonke uNkulunkulu akubusise dadewethu ungathembeli emacebeni abantu landela umhloli yena uyakuholela kulo lonke iqiniso ngikhokhele Nkosi Jesu ngikhokhele uNkulunkulu akubusise emvale okube lezandla eziphakanyisiweyo eziningi ezifuna insindiso manje sisa ilathi lapha awungeke ubizele ilathi ngoba abantu bagcwele indawo yonke kodwa yena ukhona khonapho uyakwazi kuhle njalo kaqotho lapho uphakamisa isandla sakho okunye kwenzakele enhlizweni yakho uJesu wathi lo owazwayo amazwi ami njalo ekholwa kuye ongithumileyo mina ulempilo elaphakade uqinisekile sibili ngakho kulecibi lapha eligcwele amanzi kuyakuba lesikhathi esine sokubhaphathiza kasikhulekene baba wethu osezulwini lumbiko omncane owephukileyo ulobu busuku ngephimbo elithileyo umoya ongcwele engabe ehambe phandle kwenye indawo yena uhambe lapho obekumele yena ayekhona futhi banenge nkosi ebusuku abalithumi lanhlanu kumbe amathumi amabili baphakamise izandla zabo ukuthi bafuna umholi bayinanzelela ukuthi bazama ukuzikhohlisa bazama ukuthi ngiqondile kodwa phansi okujule khona bayakwazi ngabanjalo futhi bafuna ukukuzwa nkosi bafuna umholi bafuna ukungena wena kawukazi ugcwalise ngokudlulisileyo bafuna ukungena kulolu hambo ngabakwazi ukuthi bafika njani khona akula okwaziyo ukuthi abafikise njani khona wena nguwe wedwa balande umkhosi ophiwe nguNkulunkulu umoya ongcwele baphakamisile izandla zabo omoya ongcwele lomkhosi buya wehle phezu kwabo thethelela sonke isono xolela ububi ba base emzimbeni kaKristu kulobu busuku lapho abangezwa amandla kaNkulunkulu egeleza phakathi kweleyo ntabo ezabaholela khona phansi eJodani laphesheya kweJodani baye elizweni lesithembiso makuthi belandele baqonde ngemva kwelizwi ilizwi lathi phendukani bese libhabhathizwe ebizweni lenkosi uJesu Kristu makuthi bengakuzami ngenye indlela mabalandele khona beqonde emva kwelizwi ngoba yena nguye ozaholela yizo izinyathelo zokukhwela size sibambe umholi siphe khona nkosi mababe ngabakho sebese zandleni zakho kathesi njengemivuzo akula muntu ongabahluthuna baphume ngiyakholwa ukuthi uzabathatha wena njengabantu abasindileyo ngiyakholwa baphakamise izandla zabo bebengeke bakwenze lokho ngokwabo ngaphandle kokuba enye into ikhulumela bekunguwe moya ongcwele futhi mholi bayabona ukuthi ihola selisondela inkungu iyeza phezu komhlaba izivumankolo ezinkulu futhi izinto ziyabambana ndawonye amandla ayamanyana ahlangana ndawonye futhi oNkulunkulu bazama njani ukuthi bonke abalokungazwisiseki kuzamele basuke lapha futhi baye e-Alaska futhi zonke lezo zinto abethusela ngazo akukutsha kithi mholi omkhulu usitshengisile lokhu endleleni yelizwi sedlula nje phakathi kwaleyo ngxenye yakho baba nkulunkulu wenu ukhulume labo kulobu busuku futhi ngibapha bona kuwe kathesi ngengezipho elizwini ngebizo likaJesu manje phezu kwetafula leli baba izifinyo ngezabantu abagulayo sana olincinyane mhlawumbe umama othile udade othile umfowethu othile loba amaphini enwele amancane namathele kuzo futhi kathesi ngizigodla eduze kwami manje siyafundiswa eBhayibhelini ukuthi bathatha emzimbeni kaPawulu izifinyo lamafasikoti njalo abantu abagulayo basiliswa imimoya engcolileyo yaphuma ebantwini manje siyananzelela nkosi ukuthi uPawulu wayengumuntu nje kodwa kwakulucobo lukamoya ongcwele olwalukuye olwabusisa izifinyo futhi lokholo abantu ababelalo ukuthi wayengumpostoli wakho manje uPawulu sesusiwe kithi kodwa hatshi umholi yena lokhu elapha futhi uNkulunkulu ngiyathandaza ukuba wena uza kubusisa lezi zifinyo futhi makuthi umholi abaholele endaweni lokhu uzinikele okupheleleyo siyatshelwa njalo ukuthi lapho uIsrayeli elandela umkhodi kwabo futhi bafika khona phansi eJodani phansi khona ngiza mukutsho elwandle olubomvu khona kanye phakathi komsebenzi bamiswa njalo umkhodi kwabaholela phansi khonale ngenxa yani ukutshengisa inkazimulo yakhe futhi lapho ithemba lonke seliphelile ngakho uNkulunkulu wakhangela phansi engaphakathi kwaleyo insika yomlilo futhi lolwandle olufileyo oludala lwesaba futhi lwagiqikela emuva futhi kwaba lendlela enzelwa uIsrayeli ukuthi ahambe phesheya esiya elizweni lesithembiso ngeqiniso Nkosi wena ulokhu unguNkulunkulu ofanayo laba bantu mhlawumbe bangamaKristu mhlawumbe bakhona endleleni yomsebenzi kodwa balethwe endaweni leyi ebandezelweyo lapho ukugula kubabandezele bona khangela phansi ngegazi likaJesu kulobu busuku kuze kuthi udeveli uzesaba uzabuyela emuva kuthi abantwana bakho bazacaphela phesheya esithembisweni sempilakahle siphe khona baba ngiyabathumela usuka kowami umzimba kusiya kweyabo ebizweni lika Jesu Kristu. Ngiyaphakamisa tumbuthano phambi kwakho ngokukholwa ngibasa khona elathini lenkazimulo likaNkulunkulu ngale ezulwini. Kukho konke ukulangathela ukugula noba yini abalayo embi noba yini embi empilweni zabo noba ngaphi iNkulunkulu bahlambulule benze abakho basilise bona baba. Futhi makuthi amandla avusa uJesu ethuneni aphilise imzimba yabo efayo njalo ubenze izidalwa ezintsha kuKristu baphe impila kahle lokuqina ukuthi bakukhonze wena. Ngikhumbule oNkosi ngiyinceku yakho isize ngimi ngifuna umkhuleko futhi ngiyakhuleka ukuthi umoya ongcwele uzasiholela futhi asisebenzise njalo asihole kuze kube lusuku esibona uJesu Kristu ubuso ngobuso ekubuyeni kwakhe kwenkazimulo lapho sihlangana laye emoyeni ngohlwitho ebizweni likaKristu siyakucela khona. Amen.
Ngiyamthanda. Wena ke ngoba yena wangithanda kuqala futhi wathenga insindiso yami emthini wase Calvary.
Manje nxa lingathandani omunye lomunye eliboneneyo lizamthanda njani yena lo elingakambuki? Manje lapho sihlabela ngiyamthanda yena phana umakhelwane ukuxawula okusenhlizweni okothando.
Ngiyamthanda yena.
Unkulunkulu akubosise. Unkulunkulu akubosise. Unkulunkulu akubosise. Unkulunkulu akubosise. Fort Neville. Unkulunkulu akubosise. Emthini wase Calvary.
Gates asiphakamiseni izandla zethu kuye.
Ngiyamthanda.
Ngiyamthanda.
Ngoba yena wangithanda kuqala futhi wathenga insindiso yami emthini.
Okwengoma enhle ndingathanda ukuzwa eyodwa. Ngiyazwisisa ukuthi silomvangeli ongumhlabelisi lapha ovela eIndianapolis. Ngiyakholwa uhlabelela eKettle Tabernacle. Yikho yini lokho? Kulungile mnumzana, indawo yakhe eKettle Tabernacle. Bangaka abakhumbulayo u-E. Howard Kettle. Oh, mina bu. UNkulunkulu aphumuze umphefumulo wakhe oligugu umzwilili wemoyeni. Owesifazana engangithanda ukumuzwa ehlabela ngcono ukwedlula loba ngubani phosi engake ngamuzwa ehlabela empilweni yami wayeNkosi Kettle ehlabela. Ungakachiyi ikamelo lakho ekuseni, cabangile ukuthandaza ebizweni likaKristu umsindisi wethu njengehawu lamhlanje khona phesheya kwesitalada lapha ngokunye ukusa endlwaneni encane endala lamakamelo amabili. Ngasukuma ngangiza ngena ngibasa umlilo isitofu sala ukuphepha futhi ngazama ukusilayitha futhi umoya wehla waphephula into yacitha ebusweni bami futhi kwakuqanda njalo ngase ngiphose ngawomu futhi ungqoqwane esibuyeni sonke futhi mina ngingagqokanga enyaweni ngizama ukulayitha lesi sitofu esidala esincane segabha silempompi encane ye oven kuso futhi njenga umita lami sasisanda uthathana kuyisikhathi esincane futhi ngangizama inkunu ezindala zazimanzi njalo zisala ukubhebha futhi ngangihlezi lapho ngacabanga oh mina bo ngiza sizama futhi. Kwakumele ngiye emsebenzini futhi ngivuthela leso stofu njengalokho futhi ngafinyelela ngale njalo ngalayitha iradio futhi waqala uhlabeli ungakasuki ekamelweni lakho kulokhu kusa. Ucabangile ukuthandaza ngawela phansi sibuyeni ebizweni lika Christu umsindisi wethu. Njengehawu lamhlanje. Oh, ngithanda kanjani ukuzwa lo owesifazane. Lapho ngicapha ufula kwesinye isikhathi. Ngiyakholwa ngizamuzwa uNkosikazi Kedlu ehlezi ngale. Uyazi ngihlezi ngimise ila kuleli cele lomfula. Kulesihlahla esihlala siluhlaza, uyazi isihlahla sokuphila. Futhi phesheya kwelinye icele lomfula kukhona ikhwaya yengilosi ehlabela ubusuku lemi ngoba abukho ubusuku ngale. Ihlabela ilanga lonke bona. Ngizazi tholela indawo futhi ngihlale ngeyame nje futhi ngilalele kukho. Ngiyakholwa ngizamuzwa uNkosikazi Kedlo phesheya ngale ehlabela. uNkulunkulu abusise umfowethu. Ngikhohlwe ibizo lakhe. Lithiwani umfowethu? Umfowethu uNed Hulman uzalihlabelela kathesi. Umfowethu Hulman, ngithaba ukuba lawe lapha ebusuku.